Yikubakwazi okuningi ngenkosi yethu ebusisiweyo, futhi leyo injongo yethu yethu yokubuthana lapha. Kungokwaleyo njongo futhi manje lokukhulekela abantwana bakaNkulunkulu abagulayo. Futhi lokhu kusa sibele lesibusiso esimangalisayo esivela emibhalweni. Sizama ukuthatha isikhathi sinye esenkonzo, ingxenye ye ngifundisa ebhukwini lamaHebheru, bengifundisa ngalo okwamaviki amabili edlileyo manje. Futhi manje, nxa inkosi ithanda, sizaqhubeka ngolwesithathu ebusuku, khona-ke ngesonto ekuseni langesonto ebusuku kusiya, ngoba ingxenye izakuba lapha ngalesi sikhathi, hatshi imvuselelo, kodwa imvuselelo umhlangano ebusukini bethu kanjalo njalo. Futhi-ke siyathokoza sibili, ukuba lalesi sikhathi sokuhlangana labangane bethu abakhona lapha emadolobheni, lakhona lapha e-Four Cities. Futhi nxa sinenzeka ukuba lokukhansila kumbe enye into, kungaba yikuthi inkosi ingasikhokhela khona masinyane, mhlawumbe singaba lobusuku obulutshwana, mhlawumbe ejimu kumbe enye into, ngemva kwesikhatshana. Nxa inkosi ikhangeleka ikhokhela ngaleyo ndlela, endaweni lapho esingathola abantu bethu ndawonye. Futhi siyabona abantu lapho besiza bebuyela emuva besithi bekungela ndawo yokungena phakathi, ngoba ithabanikeli lincinyane kabi, lihlala nje abantu abalutshwana sibili. Futhi siyathokoza nje sibili ukuthi liyathanda ukuza futhi lihlale okuchisa khona, ukuzwa ilizwi lenkosi. Futhi siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu uza kulibusisa ngokwedlulisileyo, ngokwengeziweyo lokulisiza. Futhi manje, lobu busuku, sifuna siqala kwesesi-4 isahlu, bangaki ababelapha lokhu kusa na, kasiboneni izandla zenu, lokho kuyamangalisa, singathi lina lonke. Futhi sesiqalile, siqala isahluko-4 sebhuku lamaHebheru, kulibhuku elimangalisayo, yalikholisa na, futhi kuqathanisa umbhalo ngombhalo. Futhi uPawuli, ngaphambi kokuba afakazele isehlakalo sakhe, wehlela kuqala e-Arabhiya, futhi wakufumanisa ngelizwi ukuba kwakuliqiniso. Ngiyakuthanda lokho. Futhi isifundo salokhu kusa safumana ekufundiseni lokhu kusa ukuthi uKristu wayengofanayo izolo lamuhla lanini-nini. Futhi uPawuli wafumana ukuthi insika yomlilo efanayo eyakhokhela abantwana bako-Israyeli yayihlangane laye endleleni esiya eDamaseko. Safumana ukuthi insika yomlilo eyakhokhela abantwana bako-Israyeli ukuphuma enkangala ukuya elizweni lesithembiso yahlangana loPawuli endleleni esiya eDamaseko, futhi yazibiza Jesu. Khona-ke siyafumana ubuNkulunkulu obukhulu bukaJesu Kristu. Ibhuku lonke lapha liyisambulo nje sikaJesu Kristu. Futhi wabuya, siyafumana ukuthi ngezikhathi zemandulo langendlela ezithiyeneyo, uNkulunkulu wakhuluma kubobaba ngabaprofethi kulezi insuku zokucina ngendodana yakhe, uKristu Jesu, uzembulile. Futhi ibhuku kusukela kuGenesisi kusiya kusambulo akusilutho kodwa esisodwa esiqhubekayo esingapheliyo, isambulo senkosi uJesu. Futhi siyafumana ukuthi wayenguye lo owayesesihlahleni esivuthayo. Futhi siyafumana ukuthi wayenguye owayeloNkulunkulu ngaphambi kokusekelwa komhlaba. Futhi siyathola ukuthi kuTestamente elitsha wayenguNkulunkulu lomuntu ndawonye. Futhi-ke lapho echiya iTestamente elitsha ukuya ezulwini wathi, ngavela kuNkulunkulu futhi ngiyabuyela kuNkulunkulu. Futhi-ke lapho uPawuli ehlangana laye wayesesimweni esifanayo leso ayekiso lapho ekhokhela u-Israyeli insika yomlilo. Futhi uPawuli wamkhangela khona ebusweni engakaphenduki, futhi kwambangela ukuba lohlupho lwamehlo izinsuku zakhe zonke. Waba yisiphofu, futhi okwensuku ezithile wayengenelisi ukubona ulutho lakancinyane. Wenza okokukhokhelelwa esitaladeni esithiwa waqondile. Futhi uNkulunkulu wayelomprofethi phansi lapho akhuluma kuye obizwa ngu-Ananiya, owangena phakathi ngombono, futhi wabeka izandla zakhe phezu kukaPawuli, futhi wathi, "Mfowethu Sawuli, yamukela ukubona kwakho." Futhi siyafumana khona-ke ukuthi lowo moya ongcwele ofanayo, leyo nkosi Jesu efanayo, yabuya kuPetro esimweni sokukhanya yamkhulula entolongweni. Futhi siyathola ukuthi leyo nkosi Jesu efanayo kulezi insuku ulokhu esasekuleyo nsika yomlilo ukukhanya ekhokhela abantu bakhe, ibandla lakhe, isenza into efanayo, isipha imibono, ingena futhi ibeke izandla phezu kwabantu ngombono. Inkosi uJesu, lo owahlangana isonto edlileyo ekuseni endlini, futhi wathi, kwakulendoda ezayo, elekhanda elimnyama, eliba yimpunga. WayengumGriki, umkakhe eleminyaka ephakathi laphakathi, futhi uzakuba ekhala e-altari. Abanye babo bakukhuluma futhi bekwazi kwakusenzakala. Wayegogekile kabili, umthambo wokukwanisa ukuthi ame wawungasekho ekhanda lakhe. Wayengasenelisi lokuba anqande inyawo zakhe kumbe izitho zakhe, futhi wayeyisiphofu. Futhi ukukwenza kube yibufakazi obukabili, ngaba lenkosikazi encinyane ukuza ukuzokhulekela abagulayo kuqala. Khona-ke wasephenduka emuva, futhi ngaba lomfowethu Tom ukuze akhuleke, futhi thina sihlezi lapha sikubona kusenzakala. Futhi-ke ngasengisehla phansi, futhi ngakhulekela abagulayo, futhi ngabuye futhi wabuya khona kanye njengokombono, futhi wangibamba ngengalo, futhi waqala ukukhala, futhi wathi, udokotela Ackerman wayebathumele lapha. Udokotela Ackerman ngumngane wami esizwanayo, umkatolika. Umfana wakhe ungumpristi emzini wabapristi e-St. Miniard laphansi e-Indiana, futhi lindoda yayivela e-Jasper. Futhi inkosi yamsilisa ukuphuma kuleso sihlalo, wasukuma futhi wahamba. Wayesebona kuhle njengomuntu wonke, futhi waphuma phandle kwesakhiwo njengomuntu wonke, futhi esilile wonke ngombono. Mfowethu Sawuli, inkosi uJesu eyabonakala kuwe endleleni ingithumile ukuthi ngibeke izandla zami phezu kwakho ukuze wamukele ukubona kwakho, futhi ugcwaliswe ngomoya ongcwele, kuyamangalisa. Khona-ke siyafumana ukuthi sibona ukuthi silaleyi insindiso engaka. Kasifanelanga, sasingeke saphepha isijeziso lolaka lukaNkulunkulu nxa sidelela usindiso olungaka. Manje sizaqala ukubala lobu busuku, kuphuma futhi siqale isahluko 4 sebhuku lamaHebheru. Nxa omunye efuna ukulandelela, silamaBhayibhili lapha. Nxa befuna elilodwa, ngani, omunye wama-asha uza kulileta kuwe. Nxa ungaphakamisa isandla sakho phezulu, lawa maBhayibhili. Nxa omunye wabazalwane lapha engathatha, kulamaBhayibhili amabili abekwe lapho, ngiyakholwa. Futhi manje sizaphangisa ngoba silesidlo emva kwesikhatshana, futhi lapho sesiqedile lobu busuku, ngobusuku bangolwesithathu, siyaqalisa njalo. Manje ngiyakholwa lokhu kusa ekubaleni kwethu, siqala kundima 15. Omunye umuntu mhlawumbe engangazi ngigqoke amangilazi okubala ngawo, sengisiba mdala futhi ngisenelisa ukubala, kodwa angikwanisi ukukudobha ngokuphangisa, ikakhulu lapho ngilamabala amancane lapha, kudindwe ngamabala amancane. Futhi ngahamba ukuyahlolwa amehlo ami ukubona ukuba ngangilahlekelwa sibili ukubona kwami. Amehlo ami ayelitshumi-tshumi, wathi, kodwa usudlule amatshumi amane ndodana. Wayele nto kimi ukuthi ngibale, wathi, qalisa ukubala lokho. Ngakubala, futhi ngaqhubekela ngisondela eduzane, ngaqala ukuphuza lokuphuza. Futhi kwaphose kwaba njengalokhu, ngama. Khona-ke wabeka lapho itshumi-tshumi, ngangisenelisa ukukubala loba ngaphi, kodwa wathi, lokho okuyikho, nxa ungadlula amatshumi amane, inhlamvu zamehlo ziyacima. Manje ngenelisa ukunciphisa amehlo ami, futhi ngibale nje lokho duzane lami, kodwa kufanele unciphise. Ngakho wangenzela ipheya yamangilazi, ngiyenelisa ukukubona loba ngaphi lapho kuseduzane sibili lami. Manje lapho kusuka kini, kangenelisi ukubona ngitsho ngalezi zinto, kodwa ngiyawabala, ngibale kulokhu ngamangilazi. Manje lokhu kusasaba lengxenye yokucina yesahluko 3 samaHebheru. Futhi umongo ojule kangaka esiwutholileyo. Manje lalelani, ngifuna ukubala njalo ukuze sithole isisekelo manje, hatshi ukukhuluma ngakho, kodwa nje sengathi siyedlula phezu kwakho kancinyane. Kusathiwa lamuhla, uba lilizwa ilizwi lakhe, lingazenzi lukhuni inhliziyo zenu njengasekuthukutheliseni. Ngoba abanye bona balizwa ilizwi, sebelizwile ilizwi bathukuthelisa, kodwa akusibo bonke abaphuma eGibhithe ngoMose. Manje kulokho lokhu kusa siyathola ukuthi wathi, ungenzi lukhuni inhliziyo yakho manje njengasensukwini zokuthukuthelisa, kulapho abathukuthelisa khona uNkulunkulu ukuba lolaka ngenxa yokuthi wayebaphe uMose umprofethi wakhe. Lesibonakaliso esasilo Mose Bangaki abekilasi lobu busuku abakwazi ukuthi leso sibonakaliso sasiyini insika yomlilo amaHebheru 13 manje asikwazi ukuba ibandla labona leso sibonakaliso kumbe hathi kodwa uMose wasibona ngoba uMose wahlangana layo kuqala esihlahleni esivuthayo wayengumlilo futhi abantwana bako-Israyeli balalela uMose bachiya iGibhithe futhi masinya nje bephuma phandle kweGibhithe uNkulunkulu safumana wabakhokhelela emjibileni lapho impi kaFaro ngemuva kwabo ulwandle olubomvu nhlangothi zonke futhi uNkulunkulu wababeka ekuvivinyweni futhi besaba futhi wathukuthelisa uNkulunkulu wathi kungani likhala kimi na wathi khuluma nje futhi uqhubekele phambili ngiyakuthanda lokho manje babelandela uMose lapho uMose elandela insika leyezi futhi babesendleleni yabo besiya elizweni lesithembiso umfanekiso omuhle webandla lobu busuku endleleni yethu sisiya elizweni lesithembiso sikhokhelwa ngumoya ofanayo izibonakaliso ezifanayo lezimangaliso njengoba uNkulunkulu wakhuluma ngazo manje nanzelela khona-ke beza enkangala yesono amanzi ayebaba mara kungani uNkulunkulu wabakhokhelela emanzini ababayo kukhangeleka njengokuthi wayezabe ebakhokhelele emanzini amahle kodwa wabakhokhelela emanzini ababayo ukuze avivinye ukholo lwabo uyathanda ukukwenza uyathanda ukuvumela inhlupheko zibuye phezu kwakho ukutshengisa ukuthi angakutshengisa uthando lwakhe lamandla akhe abantu bengenza njani lamuhla abangakholwa kuNkulunkulu osebenza izimangaliso lapho inhlupheko zibuya bayakhalala futhi baqhubeke kodwa siyakholwa ukuthi uNkulunkulu usebenza izimanga angeke uNkulunkulu ule lalelani kulokhu nxa uNkulunkulu engenzi okufanayo lapho izimo ezifanayo ziphakama khona-ke uNkulunkulu ulecala lokubandlulula ebantwini bakhe ukuzibusa kukaNkulunkulu kudinga ukuthi asebenze odabeni lonke njengalokho akwenzayo udaba lokuqala kungenjalo wayephambanisile lapho esebenza odabeni lokuqala nxa uNkulunkulu engasebenzi ngendlela efanayo ayenzayo odabeni lokuqala nxa ezakwenza okwahlukileyo odabeni lwesibili khona-ke wenza okungayisikho lapho esenza odabeni lokuqala nxa uNkulunkulu wasilisa abagulayo kuthestamente elidala kufanele akwenze kuthestamente elitsha lalamuhla kungenjalo wenza kubi lapho ebasilisa ngemuva ngale ufanele enze okufanayo sonke isikhathi futhi uzakwenza lapho ukholo olufanayo luhlangana lesimo icala liphakathi kwethu hathi kuNkulunkulu ngoba siyambona kokunye futhi okuningi esebenza ezinkulu izimangaliso ezimangalisayo siyakwazi umchothozi angeke athi akunjalo ngoba siyabona kukufakaza futhi nanko lapho babevame ukuthi ngitshengise isimanga abangeke bakukhulume lokho njalo futhi isayensi ayingeke ikutsho njalo futhi singafakaza impela emhlabeni wezesayensi futhi umhlaba wezesayensi ufakazile ukuthi ubukhona bukamoya esimweni sensika yomlilo bukanye lathi nanku umfanekiso wakhe khona lapha futhi omunye ulengiswe eWashington DC lobu busuku ngokristu ofanayo ngakho-ke okwesikhathi abazalwane bami abachumayeli babevame ukungitshela o mfowethu Branham lo ngudeveli ungadlali ngalokho kwangethusa futhi ngangingakuchumayeli kuze kuthi uNkulunkulu abuye futhi akwambule ukuthi yena unguJesu ofanayo lo ofanayo o khona-ke zama ukukunyikinya kuphume kimi angeke kwenziwe ngoba kungumbhalo yilizwi likaNkulunkulu akusiyisehlakalo nje esixegayo kuyisehlakalo esisekelwa yilizwi likaNkulunkulu futhi lesithembiso sikaNkulunkulu esilaphakade esibusisiweyo manje siyananzelela lapha khona-ke ukuthi wathi ngoba abanye sebezwile bathukuthelisa impela bakhathala isikhathi sonke befika endaweni lapho ukubonakaliswa kusiza khona-ke babengenzani babesibabuthakathaka futhi baphele amandla futhi befuna ukuphenduka emuva, futhi kungani lokhu kwenzakale kimi. Into emangalisayo lokhu kusa, emva kokuthumayela lokhu ngamandla ami onke, kwakulabaningi ababuya ku-altari futhi babeka imibuzo ngakho, kungani lokhu kusenzakala kimi, uyabona ukuthi kuhamba njani. Weqa phezu kwekhanda labantu. Kuyafana nje bantu. UJesu wathi, lilamehlo kodwa kaliboni, watsho lokho kubafundi. Bathi, khangela manje ukhuluma sobala, manje siyakholwa, akula muntu omele akutshele ulutho, ngoba uNkulunkulu uyakutshengisa khona. Wathi, selikholwa manje, emva kwesikhathi sonke lesi. Bona, akumelanga ubuze loba yini kuNkulunkulu, ngoba izinyathelo zabalungileyo zihlelwa yiNkosi. Futhi izivivinyo zonke zibekwa phezu kwakho ukukuhlola. Futhi iBhayibheli lathi ziligugu kini ukwedlula igolide. Ngakho nxa uNkulunkulu evumela ukuhlupheka okuncinyane kusenzakala kuwe, khumbula, kuyisiqondiso kuwe. Yonke indodana eza kuNkulunkulu ifanele kuqala ilaywe nguNkulunkulu futhi ivivinywe, ifundiswe okomntwana. Akula osolayo, yonke indodana ezayo, futhi lezi inhlupheko ziyenziwa, ziyalethwa ukubona isimilo ozasithatha. Bona, nguNkulunkulu kulumhlabathi wokuvivinyela, yikho kuphela umhlaba oyikho, umhlabathi wokuvivinyela, futhi lapho azama ukukuvivinyela khona. Manje lalelani lapho siqhubekela phambili, futhi ngifuna ukuthatha ingxenye yokucina yakho. Futhi ngobani ke afunga kibo ukuthi kabazukungena ekuphumuleni kwakhe. Manje ikho lapho isiza khona lobu busuku. Ekuphumuleni kwakhe, kodwa kulabo abangakholwanga. Ngakho siyabona ukuthi babengela kungena ngenxa yokungakholwa. Manje kuyini isono? Ukungakholwa. UNkulunkulu wayebuye kibo ensikeni yomlilo, wathumela umprofethi wakhe, futhi wamgcoba, wamnika izibonakaliso zokwenza phambi kwabantu. Futhi-ke insika yomlilo ngomprofethi yabakhokhela phandle. Wonke umumo ababuya kuwo baqala ukungunguna, futhi batsho lonke iphutha elincinyane abalifumana ngoMose. Baqala ukuthetha lokulawula ngaye, futhi uNkulunkulu akathokozanga ngoba wathi babesona. Kwakufanele ngabe balalela, kodwa kulalokho balalela ekucabangisiseni. Kungaba njani, zingaba njani lezi izinto, nxa enguNkulunkulu, konke kuyenzeka, futhi uzakwenza zonke izinto, zisebenze ndawonye, kube kuhle, kulabo abamthandayo. Manje siyaphakathi kokutadisha okukhulu lapha, okuyikuthi, ukuphumula, isabatha. Manje babe izihambi ohambweni lwabo, bona, babe phansi, eGibhithe iminyaka engamakhulu amane lasekugqilini. Futhi manje babekhutshwa phandle ngezimanga zikaNkulunkulu njengokwesithembiso sakhe, futhi babesendleleni yabo besiya elizweni lesithembiso. Futhi lapha ukukhanya okuphandle kwemvelo kuyabonakala phakathi kwabo, futhi kuqale ukubakhokhela. Manje omunye umuntu uza kuthi, manje khangela lapha, ngubani luMose? Ngubani owakwenza umbusi phezu kwethu? Awusuye omunye wethu? Ngubani okubeke phansi lapha ukuba ngubasi wethu? Ucabanga ukuthi wazi okunengi ukwedlula okwenza umalusi wethu? Ucabanga ukuthi wazi okunengi ukwedlula umpristi akwaziyo? Ucabanga ukuthi wena uhlakaniphile ukwedlula lokho amadoda ethu enkolo ayikho alolu suku? Lokho kwakungela lutho lokwenza ngakho. KwakunguNkulunkulu ensikeni yomlilo eqinisa ukuthi wayesebenza, akwenzanga umahluko ukuthi ngubani owayehlakaniphile lokuthi ngubani owayengakhaliphanga. Kwakungumqondo wokulandela lokho uNkulunkulu akubeka phambi kwabo. Ngani? UMose ngokwenyama wenza into eyibula lapho ezama ukukhulula abantwana ngelizwi likaNkulunkulu, ethatha iqubu labantu phandle enkangala. Lapho elelakhe ngani? Wayendlalifa kukho konke ababelakho. Wayelebutho lonke elalikhona emhlabeni wonke linqotshiwe, futhi nango elapho indunankulu enkulu yamabutho. Futhi inqubo elandelayo kwakufanele abe yinkosi uFaro waseGibhithe. Ngani? Wayengabe nje wemukela esihlalweni, futhi wathi, kulungile bantwana, vuyelani ekhaya lenu. Lokho kuqeda indaba. WayenguFaro kodwa uMose, Oh, nanku lapha, uMose ngokholo wabona isithembiso sikaNkulunkulu, futhi ingilosi yenkosi yabuya kuye, njalo wabakwazi okuneni ngoNkulunkulu ngemizuzu emihlanu ebukhoneni baleyo ngilosi. Ukwedlula akufunda ngeminyaka engamachumi amane labafundisi baseGibhithe, wayekwazi ukuthi wayekhona, wabona okukamoya kusenziwa. Wathi ngiza kuba lawe Mose, ngizahamba phambi kwakho, futhi bazwisisa, futhi wamnika izibonakaliso zokwenza. Manje babesendleleni yabo, besiya elizweni labo lokuphumula. UNkulunkulu wayebanike ukuphumula. Indawo lapho ababengasoze babangaba abancindezeli phezu kwabo ukuthi babaqhube ukubenza benze izinto. Kungumfanekiso bani omuhle oyiwo lamuhla lapho sikhangele ibandla futhi sibone ibandla esimweni salo. Wonke umuntu ozelwe ngomoya kaNkulunkulu uyenyanya umhlaba, futhi nxa uthanda umhlaba kumbe izinto zomhlaba, uthando lukaNkulunkulu kalukho ngitsho kuwe. Lokho yikho iBhayibhili elakutshoyo, futhi isihambi seqiniso endleleni yaso kalula sizonda izinto zomhlaba. Uyazonda ukubona amadoda benatha, uyazonda ukubona amadoda bebhema, uyazonda ukubona abafazi esitaladeni lalezo zigqoko ezincinyane ezindala ezingcolileyo bezigqokile. Uzonda ukubona amakhasi lamaphathi amakhadi. Futhi izolo lapho umfowethu Tony kumbe umfowethu uDulami sisiza esitaladeni, futhi abanye njalo abanye bamadoda, kwakukhona ikhosikazi elincinyane lapho eLouisville lisehla phansi esitaladeni. Umfazi okhangeleka engothandekayo omncinyane egqoke izigqoko ezazisesabeka ngaphezu kwenqulu kancinyane, futhi lo mriboni omncinyane ubotshelwe enqulwini zakhe nhlangothi zonke. Lokuyisiqephu kwelembu okuyindingilizi okuncinyane phambi kwakhe, futhi kubotshwe ngentambo ngemuva, ehamba esehla esitaladeni okwesabisayo, futhi indoda yonke esitaladeni imkhangele. Ngathi akakunanzeleli ukuthi ulecala emehlweni kaNkulunkulu ngokwenza ubufebe lendoda yonke emkhangele ngaleyo ndlela. Futhi uzaphendula ngosuku lokwahlulelwa ngokwenza ubufebe lalawo madoda. UJesu wathi lowo lalowo okhangela umfazi amkhanuke usehle wenza ubufebe laye kudala. Kunjalo. Ngakho uyabona umfowethu uDu wathi kimi, uthini ngalokho mfowethu Branham? Ngathi kungaba yikuswela ukucabanga kumbe ukuthunjwa ngudeveli. Kulezinto ezimbili kuphela ukukwenza. Ohloniphekayo, umfazi ohlanzekileyo, akasoze agqoke lezo zinto ngaphandle ethunjwe ngudeveli. Lelo liqiniso kanye. Manje isihambi esisendleleni yaso eya ezulwini, uphila emumweni owahlukileyo, awudingi ukukhathazeka ngaye emkhangela, uzafulathelisa ikhanda lakhe nxa eloNkulunkulu enhliziyweni yakhe. Ngoba uphila emumweni ongamamayila ayisigidi kusuka kulezo zinto, kunjalo kawufuni kuba lecala ngalezo zinto ekwahlulelweni. Ngakho uyafulathelisa ikhanda lakhe futhi athi, Nkulunkulu, woba lesihawu kulowo mfazi, futhi aqhubeke ehamba. Sisehambweni lwethu, sisendleleni yethu ukuya elizweni leKhenani. Sisendleleni yethu yokuya kulokho okulaphakade lokuphumula okubusisiweyo, lokho uNkulunkulu asiphe khona. Futhi ohambweni siyalingwa, siyalingwa ngazo zonke inhlobo zezinto, kodwa kunjalo silingwa kungela kona. Manje nanzelela lapho sisiya kusahluko 4. Ngakho kasesabi. Ngakho kasesabi, hlezi lapho sesikhona isithembiso esisichiyelweyo sokungena ekuphumuleni kwakhe. Ngifuna ukuthi likhumbule ukuthi ngaphandle kokuthi sifumane, ngaphandle kokuba uNkulunkulu esekwambule kithi, akulandaba ukuthi sihamba okunganani ebandleni, lokho akula okokwenza ngakho. UNkulunkulu kumele abuye ngesambulo futhi azambule kithi, lokho kukuphela zonke izinto zomhlaba phandle. Manje lapho kusathiwa lamuhla nxa u manje kasiqaliseni isahluko 4. Ngakho kasesabi, hlezi lapho sesikhona isithembiso esisitshelweyo ukungena ekuphumuleni kwakhe. Manje khumbulani lapho besendleleni besiya ekuphumuleni, insika yomlilo yabakhokhela. Manje sifuna ukufumana kuyini lokhu ukuphumula. Lest the promise being left us to enter into his rest. Akasesabi, hlezi isithembiso esisitshiyelweyo ukungena ekuphumuleni kwakhe. Khangelani. Kube khona omunye wenu obonakala esehluleka ukufinyelela kuso. Manje nansi isithembiso, nanku lokho esifanele sikwesabe. Nxa kungela sithembiso esisitshiyelweyo, kodwa kulesithembiso, futhi ke into elandelayo, ungasileli kuso. Manje umcabango ukuthi nxa sisendleleni yethu ukuya ekuphumuleni, kuyini ukuphumula? Kungaphi? Yikujoyina ibandla na? Yikubhaphathizwa ngendlela ethile na? Yikuba lilunga lebandla elikhulu edolobheni na? Ukugqoka izigqoko ezingcono na? Yimfundo na? Yimali na? Ukuze sitshiye umsebenzi futhi sihlale phansi nje, siphumule impilo yethu yonke, njengesikubiza ngakho. Akusikho lokho. Lalelani lokho iBhayibheli elikutshoyo ukuthi kuyikho, lokuthi sikuthola njani. Ngakho kasesabe, hlezi lapho sesikhona isithembiso esisitshiyelweyo ukungena ekuphumuleni kwakhe. Omunye wenu abonakale esehluleka ukufinyelela kukho. Ngoba kithi usuku kulezo zikhathi satshunyayezwa ivangeli njengabo. Kuyini ivangeli? Indaba ezinhle. Indaba ezinhle zabuya kibo eGibhithe ukuthi uNkulunkulu uthumele umkhululi futhi uza kusikhupha njalo asihambise elizweni lesithembiso. Indaba ezinhle kithi manje ukuthi uNkulunkulu uthumele umkhululi umoya ongcwele futhi sisendleleni yokuya elizweni lesithembiso. Manje abantu sebekwenze isivumo kholo lenhlanganiso zamasonto, kodwa uNkulunkulu usasekhona ukuthi ukuphumula kwethu ngumoya ongcwele. Nanzelela, ivangeli lathunyelwa kibo njengakithi, kodwa ilizwi elathunyelwayo kalibasizanga. Ikhumbula, ilizwi elathunyelwayo kalibasizanga, lokhu lingahlanganiswanga lokholo kubo abalizwayo. Oh, bazalwane bami, mangime lapha okomzuzu. Akulandaba ukuthi ilizwi lithunyelwa okunganani, ukuthi uthanda kuhle kanganani indlela elithunyelwe ngayo. Ngaphandle wena ngokwakho, ungumhlanganyeli walokho, akusoze kukwenzele okukodwa okuncinyane okuhle. Lingahlanganiswanga lokholo ngabo labo abalizwayo. Babona izimanga zikaMose bathi lokho kuhle sibili, futhi bahamba bedlula bambona esenza izimanga, futhi babona insika yomlilo mhlawumbe kumbe babezwa bekhuluma ngayo. Oh, lokho kulungile, kodwa kwakungahlanganiswanga lokholo lomuntu. Ngoba masinyane nje befika enkangala, bona bonke baqalisa ukukhonona, futhi uNkulunkulu wathi ngoba lokho bathandabuza kwaba yisono. Ungathandabuzi lutho, kholwa. Ungathandabuzi loba udaba lunzima okunganani, kukholwe. Manje baqala ukukhonona, futhi uNkulunkulu wabachitha, futhi ke wafunga olakeni lwakhe ukuthi kabayi kungena ekuphumuleni kwakhe. Futhi iBhayibheli lathi lapha, ngiyakholwa kuphakathi kwesahluko sesi-3 ukuthi izidumbu zabo zawela enkangala. Isahluko 3 futhi lendima 17. Kodwa ngobani athi kutheliswa yibo okweminyaka engamachumi amane? Kakusibo labo abonayo yini abazidumbu zabo zawela enkangala? Futhi bonke labo abaphuma eGibhithe, ababili kuphela bangena elizweni lesithembiso, phakathi komhlaba wonke wasemandulo, kungakabi lozamcolo ezinsukwini ezedluleyo, kwakule miphefumulo eyisificaminwembili eyasindiswayo phakathi kwamabhiliyoni. Lincinyane isango, futhi ilukhonjwana indlela, futhi kodwa abalutshwana abazayifumana. Abanye abantu bathi khona-ke mfowethu Branham, pho-ke zonke lezi inkulungwane iBhayibheli elathi zizabonakala lapho. Khumbula nje bangaki abafayo esizukulwaneni ngasinye, labo ababengamaKristu kusehla ngesikhathi baza kuvuka bonke. Lokho kwenza umzimba ukhangelele ukuthi kube lekhulu lamabhiliyoni kuleyi iMelika abaphumayo, kumbe abanye lumhlaba lamuhla. Ungekela ukuba labangamachumi amahlanu abazaphuma, kodwa ibandla elikhulu elihlengiweyo lilele othulini lilindele. Bangamagugu kaNkulunkulu aphumule othulini, kodwa imiphefumulo yabo iphansi kwe-altare likaNkulunkulu. Kabakho esimweni sabo esiyiso, basemzimbeni iqiniso, kodwa iTheofani, futhi bayamemeza kuNkulunkulu kuze kube nini babe senelisa ukubonana kodwa babe ngenelisi ukuxhawulana izandla zamunye lamunye lolo hlobo lomzimba uyahlangana lo mama wakho enkazimulweni lobu busuku nxa ungahamba ungeke uxhawule isandla sakhe ngoba kala sandla salolo hlobo awungeke usibambe njengalokhu usibamba manje ngoba imizwa emihlanu yiyo ebekwe kulumzimba engabusa ubukhona bakhe bungezwakala emumweni owahlukileyo lokho kunjengendoda lomfazi kuyabe kungela kuthathana kumbe ukwendisana ezulwini ngani ngoba kulohlobo olwahlukileyo lothando akula sifiso sasemacansini zonke lezo zinto sezedlule uhlanziwe futhi umsulwa kodwa awukaze uphile kuleso simo ngakho awudalelwa ngaleso simo ulindele nje lapho kodwa ulangazelela ukubuyela lapho owadalwa khona indoda lomfazi futhi lapho uNkulunkulu uzavusa lowo mzimba othulini lomhlaba futhi awukhazimulise khona-ke uzabona unambithe uthinte unuke lokuzwa lokuhlanganyelana asisoze sibe kwazi singeke sakholisa impilo yengilosi asidalwanga sizingilosi uNkulunkulu wadala ingilosi kodwa wadala wena lami amadoda labafazi yiso isimo esiyabe sikuso nininini ekubuyeni kwakhe okubusisiweyo manje bona ukuthi basilela njani ngoba bona futhi basilelwa inkazimulo uNkulunkulu wabatshengisa insika yomlilo wabatshengisa izibonakaliso lezimangaliso wabakhokhelela phandle wabaletha esilingweni ukubalinga lokubavivinya manje kalibanga lezilingo eziningi na lingakhononi ngazo thokozani uNkulunkulu ulani uzama ukuvivinya ukholo lwakho khangela uJobe kutestamente elidala lapho esithi uke waqaphela inceku yami uJobe indoda elungileyo indoda epheleleyo akula onjengaye emhlabeni oh wathi qiniso umbiyele ngothango akala noma inhlupheko akala noma inkathazo yena akala mithwalo yemali konke kuhle akala mikhuhlane noma ubuhlungu ngivumele ngibe laye ngizamenza akuthuke wena ebusweni bakho wathi usesandleni sakho kodwa ungathathi impilo yakhe oh wenza konke ngaphandle kokuthatha impilo yakhe kodwa wayengeke anyikinye uJobe uJobe wayekwazi ukuthi wayeni ngokupheleleyo elizwini kunjalo futhi bonke odevele esihogweni babengeke bamnyikinye ngoba wayekwazi ukuthi wayenikele lowo mhlatshelo wayelungile futhi bamcala bathi uwonile Jobe futhi uNkulunkulu uyakujezisa wayekwazi ukuthi uNkulunkulu wayengazange ukuthi wayengonanga phambi kukaNkulunkulu wayekwazi ukuthi wayelungile hathi ngoba wayengumuntu olungileyo kodwa ngenxa yokuthi wayesamukela umnikelo wokutshiswa endaweni yakhe futhi lobu busuku siyakwazi ukuthi impilo yakhe yafakaza ukuthi wayelungile futhi lapho hathi ukuzama ukuya ekhaya enkazimulweni ngoba uzama ukunceda umakhelwane wakho lokho kuhle hathi ngoba ujoyine ibandla lokho kuhle kodwa uyafika ekhaya enkazimulweni ngoba uyemukela ukulunga kukajesu kristu kungelanto oyenzileyo ngokwakho manje lapho siqhubeka sibala ngoba lathi satshunyayezwa ivangeli indima 2 njengabo kodwa ilizwi elatshunyayelwayo kalibasizanga lokhu lingahlanganiswanga lokholo kulabo abalizwayo ukholo lwalungekho kulabo abezwa ilizwi cabanga nje lamuhla kwencinyane inkonzo ethobekileyo inkosi engiphe yona kufanele kube lezigidi ezingama40 zabemelika zisindisiwe lobu busuku liyakwazi lokho abakutshoyo ngani yikufunda imicabango ngengqondo ungofunda ingqondo akulanto enjalo ngani ngasuye webandla lethu bona akusikho kungenani ukuthi ukubeka okunganani elizwini futhi ufakaze ukuthi ilizwi likankulunkulu yisithembiso sikankulunkulu kungakanani isayensi engafakazela ukuthi kuliqiniso bazabe belokhu bengakholwa ibhayibhili lathi babengeke bathi khona-ke kuncedani ukulithumayela unkulunkulu kumele abe lofakazi ukubalahla ngalolo suku ilizwi lathunyayelwa futhi lafakazwa phakathi kwabo futhi kunjalo balifulathela ngokungazi akulalutho oluseleyo kuphela ukwahlulelwa unkulunkulu wayengeke ngokulunga ahlulele isizwe ngaphandle kwaba lomusa ngaphambi kokuba lokwahlulelwa ungunkulunkulu wayengeke akwenze manje kuyini esikutshoyo ngoba thina esakholwayo lathi sangena ekuphumuleni njengoba watsho njengoba ngifungile ekuthukutheleni kwami uba bengangena ekuphumuleni kwami lanxa imisebenzi yaqedwa kusukela ekusekelweni komhlaba ngoba wakhuluma kwenye indawo ethile ngosuku lwesikhombisa kanje Manje kangifuni ukulimaza imizwa yabantu, ngiphambana lenkolo yabo. Leyo kayisiyo njongo yami. Phandle enkundleni, ngichumayela nje imfundiso yanjalo njalo. Ezinkulu zevangeli izimfundiso zasekuqaleni. Kodwa eThebhanekeli, phakathi kwabantwana bami lapha, ngizwa ngilelungelo lokuchumayela lokho engicabanga ukuthi imfundiso leqiniso. Bona, ngicabanga ukuthi kulungile lokho. Manje ngilezinkulungwane zabangane abahle abangamasabatha, ezabantu abangama-Seventh Day Adventist. Abanye, abangane abathandekayo kakhulu, engilabo, abanye babo, ngama-Seventh Day Adventist. Lanxa ingubo enkulu ye, lokho okubizwa iphimbo lesiprofethi, bamelana lami ngokuqinileyo. Bathi, ngiyenza isitatimenti kuphulupithi, futhi bathi, nganginguNkulunkulu, lokuthi lokhu kukhanya okwakulandela kwakuyingilosi, futhi nganginguNkulunkulu, futhi ngiza emhlabeni, ukuzokwenza izinto ezinkulu, ukutshengisa abantu ukuthi nginguNkulunkulu. Manje yikho lokho iphimbo lesiprofethi elakutshoyo mayelana ngami, ngale eCalifornia. Futhi loba ngubani, owakhuluma lokho, uyazi wakhuluma into eyayingayisiyo. Kodwa endaweni yokuqala, ngingathathi umcabango wokuphikisana lebandla le-Seventh Day Adventist, kumbe noma elinye ibandla leSabatha, kodwa kuphela ngenxa yevangeli. Siza kungena phansi, emizuzwaneni emilutshwana, kumaPentecosti lawo. Yebo, qiniso, kuBaptist, sizafika phansi kulokho futhi sitshengise ukuthi uNkulunkulu kasekeli noma yiphi inhlanganiso yesonto. Kunjalo, usekela kuphela umuntu ngamunye. Futhi akasebenzela yiphi inhlanganiso yesonto, akaze akwenze, futhi akasoze akwenze, njengokwelizwi lakhe, kodwa usebenza nomuntu ngamunye kuyo yonke inhlanganiso yesonto. Yebo, ngumuntu ngamunye uNkulunkulu asebenza laye. Manje lalelani kulokhu ngokucacileyo sibili, futhi nxa kungaba noma yisiphi isikhathi, lo mbuzo ungeza kuwe, uza kube usuqazululiwe. Manje makuthi inkosi isisize. Manje eduzane, okwe indima 4. Ngoba wakhuluma endaweni ethile ngosuku lwesikhombisa kanje. Manje khangela, ukhuluma ngeSabatha, bangaki abakwazi ukuthi libala SABATHA ngesihe libala lesiHebheru elitsho ukuthi UKUPHUMULA. Bangaki abakwaziyo lokho ngesilungu. Sibili, iSabatha akusibala elizwakala lingaqedakali na? Liyikho. Ukungcwelisa kwakusibala elizwakala lingaqedakali na? Ngcwelisa libala lesiGriki. Ngcwelisa kutsho ukwenziwa ube ngcwele. IsiHebheru kutsho yenza kube ngcwele. IsiGriki kutsho ngcwelisa. IsiLungu kutsho yenza kuhlanzeke. IsaBatha litsho usuku lokuphumula. Yikho lokho iSabatha lakudala elaliyikho, usuku lokuphumula. Lapho ubona ukuphumula, kutsho iSabatha. Ukukhangeleni encwadini zenu zasekuqaleni, nxa kungenzakala ule Bhayibhili lesiGriki, futhi ufumane ukayibala nxa ule Bhayibhili leScofield, khangela ekubaleni kwakho emphethweni ngokuphumula, futhi ubone uba kungakubuyiseli ngemuva kuSabatha. IsaBatha kutsho ukuphumula. Kulungile. Manje khangela. Ngakho kasesabe, hlezi isithembiso esisitshiyelweyo, ukungena esabatheni lakhe, ukuphumula. Manje abantu abaningi bagcina izinsuku, njengokuthi bagcina usuku lweSabatha, umgqibelo, abanye benza isonto, isithombe, usuku lokukhonza. Futhi ngomusa kaNkulunkulu, futhi ngelizwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu angisize lobu busuku, ngingakutshengisa ukuthi bonke baphambukile, bonke umkhonzi wesonto logcina iSabatha, baphambukile impela, bonke ngokwelizwi. Futhi emva kwakho konke, kulilizwi esifanele sihambe ngalo, hathi ngalokho ama-Adventist akutshoyo, kumbe hathi ngalokho ama-Protestant akutshoyo, kumbe ama-Katolika akutshoyo, yilokho iBhayibhili elikutshoyo. Manje khangela. Ngoba wakhuluma endaweni ethile ngosuku lwesikhombisa kanje. Manje siza kubeka into enjengaleyi, futhi sibize lokhu ukuphumula kukaNkulunkulu. Usuku lwesikhombisa. Manje khangela, futhi uNkulunkulu, lalela kulumbhalo manje. uNkulunkulu waphumula ngosuku lwesikhombisa emisebenzini yakhe yonke. uNkulunkulu wayeleSabatha, futhi lolo suku lwesikhombisa lwaluyiminyaka eyinkulungwane ubude, umfanekiso wemileniyamu. Ngoba wakhuluma ngosuku lwesikhombisa kanje, futhi uNkulunkulu waphumula kuyo yonke imisebenzi yakhe, isabizwana somuntu, yonke imisebenzi yakhe, waphumula ngosuku lwesikhombisa, lowo nguNkulunkulu. Under the law. La kulindawo ngaphansi komthetho ngabe ngangena ekuphumuleni kwami. UNkulunkulu waphumula ngokwenyama ngoba wayeyenze amazulu lomhlaba ngensuku eziyisithupha. Futhi ngosuku lesikhombisa waphumula emisebenzini yakhe yonke. Waphumula iminyaka eyinkulungwane. Ngoba iBhayibheli lathi ukuthi usuku lunye emhlabeni, iminyaka eyinkulungwane ezulwini, iminyaka eyinkulungwane ezulwini lusuku olulodwa emhlabeni. Bangaki abakwaziyo umbhalo utsho njalo kuPetro wesibili. Kulungile. UNkulunkulu waphumula ngosuku lwesikhombisa futhi wakhuluma kanje endaweni ethile. Manje lalelisisani, ngoba wakhuluma endaweni ethile ngosuku lwesikhombisa kanje futhi uNkulunkulu waphumula emisebenzini yakhe yonke. Futhi kulindawo njalo umthetho nxa bengangena ekuphumuleni kwami, wapha amaJuda endleleni yabo bevela elizweni lesithembiso, kumbe bevela eGibhithe besiya elizweni lesithembiso, isabatha usuku lwesikhombisa. Manje lalelani, ngakho sibona lokhu kusalele ukuthi abanye bangene kukho lalabo abathunyazwa kuqala. Ukuphumula uNkulunkulu wabapha umthetho futhi isabatha lalingumlayo wesine. Kabangenanga phakathi ngenxa yokungakholwa. Manje khangela, ukhuluma ngomthetho ukuthi bangena njani, ngabe ngahlanganiswanga lokholo, ngabazange bawugcine, bagcina isabatha njengesikhumbuzo ukuthi babesiya elizweni lesabatha. Ukuba lokuphumula okungapheliyo enhluphekweni zabo lazo zonke inkathazo zabo, kungasela abancindezeli futhi, kungasela futhi ubusuku obungela kuphumula. Babesendleleni yabo besiya elizweni lesithembiso lokuphumula. Laligeleza ngochago loluju, amagilebisi ayemakhulu kakhulu okokuthi amadoda amabili athwala ihlukuzo elilodwa emahlombe abo. Oh, yilizwe bani elibusisiweyo lokuphumula, kodwa behluleka ukukuthola lapho befika lapho ngenxa yokungakholwa kwabo. Baphendukiswa eceleni. Kumamayila angamatshumi amane kuphela kusukela lapho abasuka khona eGibhithe besiya elizweni lesithembiso, futhi babeyiminyaka engamatshumi amane ukufika lapho ngenxa yokungakholwa kwabo. UNkulunkulu wabapha umprofethi wabo, wamupha isibonakaliso sakhe, wamupha insika yomlilo, watshengisa izibonakaliso lezimangaliso, futhi watshumayela ivangeli kibo, futhi baphuma emva kwenhlanzi lezinkwa, futhi bawa enkangala, futhi izidumbu zabo zahlakazeka enkangala. UJesu emthonjeni wathi obaba bethu badla imana enkangala okweminyaka engamatshumi amane. Wathi, ngileso sinkwa sokuphila esivela kuNkulunkulu siphuma ezulwini. Ngisinkwa sokuphila. UMose kazange aliphe leso sinkwa. Ubaba wami walipha leso sinkwa. Futhi ngisinkwa esivela kuNkulunkulu siphuma ezulwini. Nga umuntu esidla lokhu akasoze afe. Nanko umehluko. Manje khangela, bathi ukuthi yena banatha edwaleni elalisenkangala okwesikhathi seminyaka eminingi kangako. Yena wathi, ngiyilelo dwala. Libusiswe ibizo lakhe elingcwele. Ngiyilelo dwala. Yena wayengaba yilelo dwala njani? Lelo dwala kwakulidwala likamoya, lalandela abantwana bako-Israyeli, futhi uMose wayelentonga esandleni sakhe okwakuyintonga yokwahlulela kaNkulunkulu. Futhi uNkulunkulu wamtshela ukuthi atshaye idwala, futhi walitshaya idwala, futhi lapho ekwenza amanzi aphuma edwaleni, futhi uKristu wayelelo dwala, futhi ukwahlulelwa kwesijeziso sikaNkulunkulu sesono watshayelwa phezu kwakhe. UNkulunkulu wabangela ukubekwa phezu kwakhe ububi bethu sonke, futhi lobo bubi badabula inhliziyo yakhe, futhi kusuka enhliziyweni yakhe wathulula umoya ongcwele njengemifula yamanzi wababhubhayo abantu abafayo. Ngiyilelo dwala elalisenkangala. Ngani? Wathi utsho ukuthi, wathi uMose lowo owalitshela lokho wafisa ukubona usuku lwami, futhi walubona kuyingxenye. Wathi, manje utsho ukusitshela ukuthi wena omkhulu kulo Mose, ukuthi wabona uMose, futhi uMose usele minyaka engamakhulu ayisificaminwembili selokhu wafa. Bathi, manje siyakwazi ukuthi ulo develi, ngamanye amazwi, ukuhlanya, siyakwazi ukuthi uyahlanya. Wathi engakabi khona u-Abrahama, nginguye, nganginguye omkhulu, owayesesihlahleni esivuthayo. Ngiyilowo mlilo owawusesihlahleni esivuthayo. Ngiyileyo ngilosi ehamba phambi kwabo, futhi wathi, ngivela kuNkulunkulu futhi ngiyabuyela kuNkulunkulu. futhi wavela kuNkulunkulu wenziwa inyama futhi wahlala phakathi kwethu wabuyela kuleyo nsika yomlilo efanayo futhi nangu elapha lobu busuku emva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili ofanayo izolo lamuhla lanini nini esenza into efanayo ekhokhela abantwana bakhe ababusisiweyo futhi abaningi bayeza phakathi ngenxa yokungakholwa manje wathi wamisa usuku usuku lapho uNkulunkulu waqeda umsebenzi wakhe khona ke wamisa olunye usuku futhi khona kanje ukuthi nxa beza kuzwa nxa beza kuza abagcina amasabatha baqhubeke ngezinyanga ezintsha lokunjalo kulapho abazalwane be-advent abazama ukukubuyisela khona manje kasibaleni nanzelela Ngakho-ke sibona ukuthi abanye kumele bangene lalabo abathunyezwa kuqala kabangenanga ngenxa yokungakholwa manje indima 7 oh minabo ngithi umbhalo uphefumulelwe ngokwezibalo ngithi umbhalo unjalo futhi ngayo yonke indlela uphefumulelwe izibalo zebhayibhili ziphelele likunanzelele li-United States inombolo yeshumi lantathu kuyo yonke into eyenzayo liyazi ukuthi yamiswa izizwe ezilishumi lantathu liyazi ifulegi yayilezinkanyezi ezilishumi lantathu kuyo kuqala liyazi ukuthi yonke into i-United States eyenzayo inombolo yeshumi lantathu lalikwazi ukuthi ibonakala ebhayibhilini kusambulo 13 impela iyakwenza isilo esincinyane iwundlu elaphuma phakathi kwamanzi hathi ubunengi lezixuku zabantu hathi kuphuma emanzini kodwa emhlabathini lapho okungelamuntu khona sasilempondo ezincinyane ezimbili amandla okuhlala kwabantu lawezinkonzo futhi wayeliwundlu inkululeko yenkolo futhi ngemva kwesikhatshana bahamba ndawonye futhi wakhuluma njengomgobho futhi wasebenzisa wonke amandla iRoma eyawenzayo phambi kwakhe Lokho kuza esizweni sethu kubhaleni phansi likukhangele umanyano wamabandla leKatolika kubambana ndawonye futhi libone lokho okuthatha indawo abantu abalandela insika yomlilo baza kuba lesikhathi esilukhuni sibili kodwa sebelungele ukuguqulwa kuleso sikhathi kunjalo balungele kuhamba nje ngoba iwundlu labanqoba latsho iBhayibhili lalabo abamlandelayo Ngoba babebizwa ngokuthi abakhethiweyo labathembekileyo abakhethiweyo bakaNkulunkulu ukuyeka ukungena kuleso siprofethi manje ukuze senelise ukuqhuba lokhu Lalelisisani isathuko 7 ngitsho isathuko 4 indima 7 isikhombisa inombolo yokuphelelisa ubuthathu inombolo yempilo isikhombisa inombolo yokuphelelisa futhi lokhu kupha isabatha elipheleleyo futhi njalo kumbula wakhuluma uNkulunkulu kanje khona-ke wakhuluma ngomthetho kanje futhi-ke njalo wamisa usuku usuku lwesithathu isikhathi sesithathu njalo ubuye wamisa usuku usuku oluthile esithi kudavida lamuhla ngemva kwesikhathi esingaka lamuhla ngemva kwesikhathi esingaka njengokwathiwo ukuthi lamuhla uba lilizwa ilizwi lakhe lingazenzi zibe lukhuni inhliziyo zenu khangelani uba ujesu wayebaphile ukuphumula isabatha wayengayikukhuluma emva kwalokhu ngolunye usuku izikhathi ziyantshintsha ngojesu kristu kusuka emthethweni kusiya emuseni kusuka emisebenzini kusiya emuseni kusuka entweni oyenzayo kusiya entweni unkulunkulu ayenzileyo phezu kokufanela kwakho kumbe phezu kokufanela kwakhe kwantshintsha lapho umose ephuma enkangala elomthetho wathi ungafebi ungantshontshi ungabulali gcina usuku lwesabatha lungcwele lapho ujesu ephuma enkangala lapho umose esiza udeveli wamlinga wathi nje udeveli emlinga wabulalela umose wayele ndawo ebuthakathaka bangake abakwaziyo ukuthi kwakuyini ulaka futhi wathi nje ebabona bekhonza ithole legolide waphosela phansi imilayo futhi wayephula ukutshengisa ukuthi ubupristi babuzephulwa futhi uNkulunkulu wayenika kuye njalo kodwa lapho ujesu ephuma enkangala insuku ezingamashumi amane zokuzila wayelambile indawo kuphela ayelayo futhi udeveli weza kuye futhi wathi nxa wena uyindodana kaNkulunkulu guqula amatshe lawo abe yisinkwa yenza isimangaliso lapha mangikubone ukwenza futhi ngiza kukukholwa ujesu wathi kulotshiwe umuntu kayekuphila ngesinkwa kuphela kodwa ngelizwi lonke eliphuma emlonyeni kaNkulunkulu wakwazi ukuthi kahlangananga lo mose lapho ngoba waya elizwini Wamthatha wamusa esiqongweni itempeli wathi nqa wena uyindodana kaNkuluNkulu ziphosele phansi futhi wambuza hathi ukuphinda amazwi kodwa wambuza umbhalo wathi kulotshiwe wanika ingilosi isilayezo mayelana hlezi loba yisiphi isikhathi ungaqhuzula unyawo lwakho elitsheni uza kukuthwala futhi uJesu wabuyela eqonde elizwini futhi wamkhalimela wamusa phezulu entabeni futhi wamtshengisa i-United States le-Germany le-Switzerland lezizwe zonke zomhlaba ezaziza kuba khona wathi ngezami zonke ngenza ngazo loba yini engikufunayo akumangalisi isile zimpi lezinhlupheko wathi ngenza ngazo akumangalisi abafazi begqoka futhi bengenziwa lutho ngakho ngumthetho bonke basuswa ngudeveli yikho lokho ibhayibhili elakutshoyo usathane wathi bangabami ngenza ngabo loba yini engikufunayo wathi nxa ungangikhonza ngizakwenza inkosi njengami uJesu wathi kulotshiwe uzakhonza inkosi uNkulunkulu wakho kuphela uzakumkhonza suka ngemva kwami sathane ngani uJesu wayekwazi ukuthi uzakuba indlalifa kibo kulimileniyamu enkulu lapho umbuso wakhe uzakuza intando yakho kayenziwe emhlabeni njengalokho isenziwa ezulwini kuyabe kungasela ogabhudula abagqokwayo futhi kuyabe kungasela kunatha futhi kuyabe kungasela nkanuko futhi kuyabe kungasela bufebe futhi kuyabe kungasela kufa futhi kuyabe kungasela nhlupheko futhi uba indlalifa yezizwe zonke zingezakhe kunjalo zingezakhe futhi uzakuba indlalifa kodwa usathane ulazo okweba ngalesikhathi lokho kulamuhla esisiphilayo kodwa wamisa usuku esithi lamuhla emva kwesikhathi eside kangaka futhi wathi ungenzi lukhuni inhliziyo yakho ngoba uba uJesu wayebaphumuzile ngabe engakhulumanga emva kwalokhu ngolunye usuku mfowethu we-Adventist khangela lokho uPauli lapha wathi futhi uPauli wathi kwabaseGalatia 1:8 nxa libhala phansi imibhalo abaseGalatia 1:8 uba ingilosi evela ezulwini ibuya ichumayele elinye ivangeli ngaphandle kwaleli engilichumayelileyo makabe ngoqalekisiweyo uPauli wathi nxa uJesu wayengabe wapha usuku lokuphumula khangela lapho esuka entabeni wehla phansi khona-ke wayesenqobe udeveli wayegcotshiwe elungiselele inkonzo yakhe wathi labezwa besithi bona abasendulo ungabulali kodwa ngithi kini loba ngubani othi kuthelela umfo wakhe kungela mbangela usevele wabulala labezwa besithi bona abasendulo lolu suku abagcina isabatha labezwa besithi emuva ngale ngasendulo ngaphansi komthetho ungafebi kwakumele kube sesenzweni ukuba licala kodwa ngithi kini ukuthi loba ngubani okhangela umfazi amhawukele usehle wafeba laye enhliziyweni yakhe kuthiyene wedlula lowo mlayo wesine kodwa wabapha ukuphumula na kasiboneni lokho akutshoyo udavida wathi emva kwesikhathi eside kangaka kuza kuba lokuphumula okupheleleyo okuza kuza uNkulunkulu waphumula emisebenzini yakhe ngosuku lwesikhombisa uNkulunkulu wabusisa usuku lwesabatha futhi walunika kubajuda enkangala kanje bangena phakathi ngenxa yokungakholwa ngoba ilizwi lalingahlanganiswanga lokholo futhi njalo wamisa usuku oluthile esithi kudavida emva kwesikhathi eside kangaka amakhulu eminyaka emva udavida esefile indodana kadavida yayizaphakama okunguJesu futhi nxa beza kuzwa ilizwi lami lingenzi lukhuni inhliziyo zenu uNkulunkulu uza kukhuluma enhliziyweni manje khangela kundima 9 manje kini elibalayo uJesu wayeza kuba ebanike ukuphumula indima 8 wayengabe wakhuluma ngolinye usuku nxa kwakungaba lesabatha uba kwakungaba lokugcina isonto khona-ke wayengabe wakhuluma ngakho nxa wayengabe ethe manje akusela futhi isabatha akusela kugcina usuku lwesikhombisa lokho engifuna ukuthi likugcine isonto wayezabe ekukhulumile uPauli wathi wakwenza wayengabe ethe lina lonke khonzani ngesonto lokho kuza kuba yikuphumula awu nxa wayengabe efunile ukuthi bagcine isabatha wayezabe ethe qhubekani nje ligcina usuku lwesikhombisa kodwa manje ngifuna ukuthi ligcine isonto usuku lwesificaminwembili hatshi akazange akukhulume wathi uba uJesu wayebanike usuku wayengabe engakhulumanga ngalo na manje indima 9 lungiselelani ngakho kubasalele abantu bakaNkulunkulu ukuphumula ukugcina isabatha ebantwini bakaNkulunkulu ngoba yena lo ongenileyo ekuphumuleni kwakhe okukaKristu laye usephumule emisebenzini yakhe njengoNkulunkulu akwenzayo kweyakhe ngesabatha Ukubone manje kasithatheni umbhalo njalo sikusekele lokho kulungile lapho uNkulunkulu esenza umhlaba ngensuku ezisithupha waphumula ngosuku lwesikhombisa futhi kazange aphinde asebenze njalo Galibusiswe ibizo lenkosi wakha umhlaba wafaka indalo kuwo futhi waya ekuphumuleni futhi akazange aphinde aphenduke njalo ukwakha omunye umhlaba futhi waqeda imisebenzi futhi wayaphumula manje kukhonake emva kwaleyo minyaka eyinkulungwane khonake isono zangena khonake uKristu wamelwa iwundlu lamelwa manje amaJuda aphiwa lokhu njengomfanekiso wosuku lwesikhombisa lokuphumula manje wamisa olunye usuku esithi kuDavida emva kwesikhathi eside kangaka kuyeza okunye okuphumula manje kuyini lokho kuphumula vulani kanye lami kuMathewu isahluko 11 futhi lengxenye yokuqina isahluko 11 sikaMathewu ongcwele yikho lapho uJesu aphetha intshumayelo yakhe entabeni futhi lizabona lokho akutshoyo wathi loba ngubani okhangela umfazi amkhanuke usevele wenza ubufebe enhliziyweni yakhe loba ngubani othi kuthelela umfo wakhe kungela mbangela usembulele umfo wakhe zonke lezi zinto futhi akazange athinte lowo mlayo wesine lelo sabatha manje uyaphetha futhi isabatha isithembiso esikhulu sikaNkulunkulu ikuphumula manje khangelani lapho eseqedile ukuphetha izibusiso lapha uthi indima 27 yesahluko 11 sikaMathewu ongcwele lapho ayifundisa khona izibusiso esahlukweni sesifayifi wonke kwanikelwa esandleni sami kimi ngubaba wami njalo akula muntu oyaziyo indodana kodwa ubaba bona awungeke ube mazi oyedwa ongazange ube mazi omunye ngoba wayengubaba ebonakaliswe enyameni akakho futhi omaziyo ubaba ngaphandle kwendodana kukhangeleka njengokuthi abantu bangakubona lokho futhi bengaphikisi impela uNkulunkulu akasiye bantu abathathu nxa engabo uNkulunkulu abathathu khonake singamahedeni nguphi onguNkulunkulu konke okuthathu nguNkulunkulu oyedwa izikhundla ezintathu zikaNkulunkulu munye wayengubaba ngesimo sikamoya ongcwele kuleyo nsika yomlilo enkangala wayeyindodana lapho esebenzisa isikhundla sobudodana kuseyisikhatshana futhi umhlaba kawusayi kungibona njalo ngizahamba ngizabuya njalo futhi ngibe lani futhi ngibe kini kuze kube sekucineni komhlaba bona uyibubaba ubudodana futhi lomoya ongcwele futhi konke kunguNkulunkulu ofanayo esebenza ezikhundleni ezintathu ezehlukeneyo ububaba ubudodana umoya ongcwele ngitsho uJohane wokuqala 5:7 wathi kulabathathu abafakazayo ezulwini baba ndodana moya ongcwele laba abathathu bamunye uThomas wathi kuye nkosi sitshengise ubaba kuzamsuthisa wathi bengikanye lawe isikhathi eside kangaka futhi kawungazi wathi lapho ungibona usubone ubaba futhi kungani usithi sitshengise ubaba manje iwanesi yakuthatha iqembu labantu bewanesi futhi bezama ukwenza ubaba indodana lomoya ongcwele isikhundla esisodwa nje lendawo eyodwa futhi njengomume wakho munye akusikho lokho uNkulunkulu wayengeke uJesu wayengeke abe nguyise wakhe ngokwakhe nxa wayenguye khona-ke wayengaba nguyise wakhe uqobo ngokwakhe njani na futhi nxa uNkulunkulu engumuntu ehlukaniswe kumoya ongcwele wayelabo yise ababili ngoba iBhayibheli lathi ukuthi umoya ongcwele wembesa uMariya futhi wakhulelwa futhi iBhayibheli lathi kuMathewu 1:18 ukuthi leyo nto wayikhulelwe phakathi kwakhe ngikamoya ongcwele khona-ke nguphi onguyise wakhe umoya ongcwele kumbe uNkulunkulu konke umoya ofanayo kungenjalo waye lokuzalwa komntwana obufebe ngemimoya emibili leyo kwakuyimfundiso yekatolika futhi ayizange ibe yimfundiso yebhayibhili uMartin Luther waphuma layo kanye lokuningi kwesikatolika okusebandleni leLuthareni uWesley walandela kanye lakho futhi lokhu kusaqhubeka kodwa kuyimpambeko ayisilo iqiniso akukaze kube njalo akukaze kube yimfundiso yebhayibhili akukaze kube ngumlayo ebhayibhilini ukufundisa uNkulunkulu abathathu kulo nkulunkulu oyedwa uJesu wathi zwanini lina o Israyeli ngiyinkosi uNkulunkulu wenu uNkulunkulu oyedwa hathi onkulunkulu abathathu e-Afrika babhaphathiza kanye okukababa kanye okwendodana futhi kanye okukamoya ongcwele futhi-ke umJuda ohawulayo abuye ngalapho athi nguphi wabo ongunkulunkulu wakho nguphi onguye ubaba indodana kumbe umoya ongcwele banguye bonke bobathathu bamunye ibhayibhili lathi babe munye uJesu wayeyindlu uNkulunkulu ayephila kiyo ibhayibhili lathi ukuthi uTimothi wokuqala 3:16 kungela kuphikisana lokho yikuphikisana inkulu imfihlakalo yobuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni wabonwa zingilosi wemukelwa wathunyayelwa wakholwa futhi wemukelwa wabekelwa phezulu enkazimulweni uNkulunkulu wayenjalo iBhayibheli lathi ibizo lakhe liza kuthiwa ngu-Emmanuel okuyikuthi ngokuchasiswa uNkulunkulu ulathi iBhayibheli lathi ukuthi uJesu kuye kuhlala ukugcwala konke kobuNkulunkulu ngokomzimba njengoba besilakho ngobunye ubusuku uNkulunkulu ekuqaleni wayengumoya futhi ke kusuka kuNkulunkulu kwaphuma ilogosi kumbe itheofani okwakuyisimo somuntu obizwa ngokuthi indodana kaNkulunkulu efanekiswe ngaphambili wabuya emhlabeni emzimbeni wenyama loba engakezi kuJesu Kristu. Manje ginya lokho kanye mfowethu ngiza kutshengisa lapho uMose embona wathi ake ngibone isimo sakho Nkosi futhi uNkulunkulu wamfihla edwaleni futhi lapho esedlula ngalapho wathi kwakungumhlane womuntu kwakuyileyo Theophani yikho kanye khona ke leyo Theophani kwakufanele yenziwe ibe yinyama hathi omunye umuntu kodwa umuntu ofanayo wayemele abe yinyama okususa udonsi ekufeni njengenyosi lapho intinyela iyachiya udonsi futhi akazange achiye lokho wayengafaka udonsi enyameni yomuntu ngoba yisono kodwa mfowethu lapho entinyela leyo nyama ka-Emmanuel walahlekelwa ludonsi lwakhe yebo mnumzana engabhuza kodwa akasela donsi futhi akumangalisi uPawuli lapho besiyaquma ikhanda lakhe wathi okufa lungaphi udonsi lwakho ungabhuza futhi uvungame ngokufuna kwakho ncwaba kungaphi ukunqoba kwakho kodwa ukubonga kwakube kuNkulunkulu osipha ukunqoba ngoJesu Kristu nanko-ke wathatha uNkulunkulu ngokwakhe ukwenza lokho wabuya futhi wabonakaliswa enyameni waphenduka esemoyeni uthi mfowethu Branham awukasitsheli lakhathesi lapho uNkulunkulu enziwa waba yinyama ngaphambi kokuba aze kuKristu lapho u-Abrahama ehlezi ngaphansi kwethente lakhe ngolinye usuku lapho kweza ingelosi ezimbili loNkulunkulu behamba besiza kuye enyameni yomuntu babelothuli empahleni zabo futhi bekhathele futhi bahlala phansi futhi u-Abrahama waphuma futhi wasusa ithole enkomeni futhi walibulala futhi wenza amaqatha ewundlu waphuma futhi wathatha wenza uSara athathe impupho yamabele futhi ayisesethe futhi enze amaqebelengwana futhi wathatha ulaza enkomeni futhi wathatha umbhobe futhi wawukhuphela phandle lapho futhi wawubeka phansi futhi uNkulunkulu wawudla. Haleluya! Yiso isizathu ukholo lwami lukhangela phezulu kuwe wena undlule eCalvary. Ucabanga ukuthi leyo yinto enkulu kuNkulunkulu, uNkulunkulu owenza yonke ipotashi lekhalsiyamu lento yonke emhlabeni wehla phansi ukuvakatshela u-Abrahama wathi ucabanga ukuthi ngiza kufihlela ngibona ukuthi uyindlalifa yomhlaba. Amen. Angisoze ngikufihlele. UNkulunkulu wathatha nje senziwe ngezakhamzimba ezilithumi lesithupha wathatha nje enye ipotashi futhi enye ikhalsiyamu enye ipetroliyamu ukukhanya kwezulu lomhlaba ngena phakathi kwalokho Gabriyeli umzimba ngena kulokho mhlonyane wangena kiyo ingilosi ezimbili zivela ezulwini uNkulunkulu wafinyelela futhi wathatha okuyingcosana kwakho wangena kikho ngokwakhe wehla phansi futhi wayelambile ubusisiwe uthini ngalokho bazalwane be-Adventisti abangeke badle inyama sizangena kulokho ngemva kwesikhatshana uNkulunkulu uSomandla uJehova fumana nxa lelo bizo elifanayo lingatolikwanga lelifanayo esihlahleni esivuthayo haleluya futhi lapho esima emhlabeni wathi engakabi khona u-Abrahama nginguye yena lowo ofanayo esihlahleni esivuthayo kunjalo Elohim bona nxa kungayisikho okufanayo wayenguye owayesesixukwini esivuthayo wayenguye lapha ebukhoneni buka-Abrahama emzimbeni wenyama lo owadla ithole futhi wanatha uchago oluvela enkomeni futhi wadla ulaza phezu kwamaqebelengwane libusiswe ibizo elingcwele likaNkulunkulu wahamba khona phansi lapho futhi wathi ngangiyikuthiya futhi wayelomhlane wakhe ufulathele wathi Abrahama ngiza kuvakatshela futhi uza kuletha lowo mntwana ule minyaka elikhulu ubudala manje futhi uSara ule ngamathumi ayisificamunwemunye futhi uSara ethenteni wathi ha wahleka wathi kuyini okwenze uSara wahleka ngemuva kwakhe ithente phakathi kwabo u-Abrahama wathi Sara uke wahleka yini hathi angizange wathi yebo ukwenzile luhlobo bani lokubamba imicabango na luhlobo bani lokubala imicabango na wenza okufanayo lamuhla unguJehova Jire Jehova Rafa ofanayo izolo lamuhla lanininini kehluleki umkhangeleni nango emile waphuma khona phandle futhi wakhuluma lo-Abrahama futhi wanyamalala ebusweni bakhe futhi kukhokho omkhulu u-Abrahama wathi wakhuluma buso lobuso lo-Nkulunkulu u-Elohim uNkulunkulu ofanayo liyakuthola hathi abantu abathathu mfowethu izikhundla ezintathu zomuntu munye ekuqaleni kwakungofanayo wayeyilowo moya omkhulu umthombo lapho konke ukuqiniseka lonke uthando konke ukuthula yonke into eyayimsulwa yayi kulowo mthombo waqala ukubumba umzimba itiyofani uhlobo lomzimba esiya kuwo hathi umzimba okhazimulisiweyo kodwa umzimba wengilosi njengawo uloku ubumbeka isimo sonke isikhathi ngibona isihlahla ngiyacabanga lezo sihlahla zilithunzi kuleso qobo kwenye indawo leso sihlahla senziwa kusuka kokuthile inhlakanipho yasenza futhi wonke lumhlaba okwenzayo yikukhanyisa okwezulwini ibhayibhili latsho njalo futhi nxa kulesihlahla lapha okufanele sife sikhona enkazimulweni esingasoze safa nxa ngingabona umuntu ngibona ababili abatsha abathandanayo indoda lomkayo behamba besehla phansi esitaladeni izithandwa ndawonye kuyini okukutshengisayo libusiswe ibizo lenkosi bakhona ezulwini abangasoze bafe nxa leli thabhanekeli lasemhlabeni lidilizwa silalo elivele lisilindele itiyofani khona-ke uyathola ubuthathu umoya omkhulu uhlala endodaneni ujesu ujesu ehlala ebandleni ngalolo suku lizakwazi ukuthi ngikubaba ubaba ukimi futhi mina ngikini konke lokho unkulunkulu ayeyikho wakuthulula kujesu konke ujesu ayeyikho wakuthulula ebandleni nanko-ke mina ngikubaba ubaba ukimi mina ngikini lani likini nanko umzimba yilo uhlupho ngebandla bafundiswa intwanyana endala isitabane imfundiso yekhosikazi elidala yolunye uhlobo bagijime ngalapho futhi babe lokudla kwemisobho lamaphathi amakhadi akumangalisi sile nqwaba ingxabangxoza esilayo kasidingi nhlelo zabantwana lokudla kwemisobho emincinyane esikudingayo livangeli elidala elimahlikihliki labantu bokholo kanye lenkemba ile ngaphandle lapho futhi begolomba esikudingayo lamuhla hathi okunye kwesayensanyana kwenkolo lokwemibono yabantu elinye iqembu elenziwe ngabantu sidinga ivangeli elimahlikihliki elathunyayelwa ekukhanyeni lasemandleni lokutshengisela kukamoya ongcwele nanzelela lapha manje njengoba watsho ubuye wamisa olunye usuku esithi kudavida uba ujesu wayebaphumuzile wayengayi kukhuluma ngolunye usuku kodwa kubasalele ukuphumula abantu bakankulunkulu ngoba lo ongenileyo ekuphumuleni kwakhe usephumule emisebenzini yakhe njengonkulunkulu wenza kweyakhe manje siza kubala ngaphi na Mathewu amathumi amabili isahluko 11 indima 27 zonke izinto lezo ubaba azinika kimi zinikezwe kimi ngubaba wami bengisitsho njalo akulamuntu oyaziyo indodana kodwa ubaba kulungile njalo akulamuntu omaziyo uyise ngaphandle kwendodana njalo lakulowo indodana ethanda ukumambula bona kakusikho ukuthi ufunda okunganani ukuthi kanganani ubhishophu afuna wabekwazi yilokho unkulunkulu afuna wabekwazi nxa ungenelisi ukubona lezi isambulo ungabuzi ubhishophu buza unkulunkulu ungabuzi umalusi wakho buza unkulunkulu indodana iyamembula yena yena isabizwana somuntu lalelani lokhu kuzalethusa nanku umlayo upawuli wathi nxa wayengabe ethi olunye usuku wayeza kuba ekhulume ngalo kodwa nanku lapha lokhu akutshoyo wozani kimi lonke elikhatheleyo lelisindwayo futhi ngizalinika isabatha ukuphumula thathani ijogwe lami phezu kwenu futhi lifunde kimi ngoba mina ngimnene futhi ngithobekile enhliziyweni njalo lizathola isabatha emiphefumulweni yenu ngoba ijogwe lami lilula njalo imithwalo yami ilula khangela lokho upawuli akutshoyo uba ujesu wayebaphumuzile wayezabe ekhulume ngolunye usuku kodwa wamisa usuku esithi kudavida ngemuva kwesikhathi esingaka uba usizwa ilizwi lakhe ungenzi lukhuni inhliziyo yakho futhi kubasalele lalelani manje indima 9 kubasalele ukuphumula isabatha abantu bakankulunkulu ngoba yena indoda kumbe umfazi lo ongene ekuphumuleni kwakhe wozani kimi lonke elikhatheleyo lelisindwayo ngizalipha ukuphumula usephumule kweyakhe imisebenzi njengonkulunkulu wenza kweyakhe ungabe wawule minyaka engamathumi amabili ubudala ungabe wawule minyaka engamathumi amathathu ubudala ungabe wawule minyaka engamathumi amahlanu ubudala kodwa umzuzu ozwa ilizwi likankulunkulu liqoqoda enhliziyweni yakho ungayenzi ibe lukhuni khona-ke ngena lo ozwa amazwi ami akholwe kuye ongithumileyo ulengapheliyo impilo elaphakade futhi akasoze abuye ekulahlweni kodwa usedlule ekufeni waya ekuphileni Uthi mfowethu Branham, kuyini okwenzakalayo? Uyathola umoya ongcwele. UKristu uyangena kuwe. Kunjalo na. Vulani kanye lami ku-Isaya, isahluko 28, futhi azivaleni. U-Isaya, isahluko 28, bona lokho umprofethi akutshoyo ngakho. UMathewu 28, siqale kundima 8, nanto uhlupho lwezinsuku zokucina, kufanele sivale ngomzuzu. Ngoba wonke amatafula aza kuba agcwele amahlanzo, futhi akulandawo ehlambulukileyo. Mangime okomzuzu, njengo eni wacho, ngobunye obusuku, wayekhuluma komunye umuntu, ueni fandla, lumfowethu lapha ovela eSwitzerland, wathi, ngama futhi ngakuyekela kwathophela, ngifuna lokhu kuthophele, akulandawo ehlambulukileyo, ngoba wonke amatafula azabe egcwele amahlanzo. Futhi njengenja ibuyela emahlanzweni ayo, lehothi ekuzibhiqeni kwayo. Ngakho benza njalo abantu, bayabuyela. Luyini uhlupho ngani maMethodisti? Lalike laba lokukhanya. Kwenzakalani na? UNkulunkulu wakususa esandleni senu, wakupha amaNazarini. Kwenzakalani kini maNazarini? Lake laba lokukhanya. UNkulunkulu wakususa ezandleni zenu, futhi wakupha kumaPentecosti. Kuqondile. Lina Church of God futhi lani lonke bantu bobungcwele ngenxa yokuthi laphika ukukhanya lazenza inhlanganiso yesonto futhi lathi kasisoze sikhole okudlula lokhu. UNkulunkulu waphuma khona phandle futhi walitshengisa ukuthi yena wayelabantu ababengamlandela. Kuyini okwenzakala kini maPentecostali? Lalilokukhanya. UNkulunkulu ukususile kini? Insika yomlilo iyaqhubeka isikhathi sonke. Insika yomlilo ihamba, ibandla lahamba kanye layo. Futhi lapho uLuka esenza inhlanganiso phakathi kwebandla leKatolika, ibandla lakhe uqobo, insika yomlilo yahamba. Lo Wesley wahamba kanye layo. UWesley wenza inhlanganiso futhi wenza inhlanganiso yesonto yakhe, futhi insika yomlilo yahamba, lamaNazarini bahamba kanye layo. AmaNazarini benza inhlanganiso futhi iChurch of God yahamba kanye layo, futhi bathi babengayisiyo inhlanganiso yesonto kodwa babe yiyo. Khona-ke kwenzakalani na? Into elandelayo okwenzakala, amaPentecosti babona umlilo, futhi nampo behamba, futhi lenzani? Lenza imfundiso ngendimi, futhi layenza inhlanganiso. Wonke umuntu kwakufanele akhulume ngendimi ngaphambi kokwamukela umoya ongcwele. Khona-ke uNkulunkulu wasuka wahamba, walichiya lihlezi lapho elikhona. Kuyini okwenzakala kini wanesi? Lafumana ubhapathizo, ibizo likaJesu lenza imfundiso ngakho, futhi lazehlukanisa kukho konke kwakho, futhi uNkulunkulu wasuka wahamba, walichiya lihlezi lapho. Kunjalo. Kuyini okwenzakala kini Assembly of God, iGeneral Council endala, lenza inhlanganiso kwenu, futhi uNkulunkulu wasuka futhi walichiya lihlezi, futhi manje kalise yilutho kodwa eliqandayo iqembu elipholileyo njengabanye babo. Futhi insika yomlilo iyaqhubeka. Haleluya! Wonke amatafula agcwele amahlanzo. Khangelani isidlo senkosi. Ngani? Bona loba ngangisendaweni abathatha ilofu yesinkwa esidala. Futhi isinkwa kufanele ukuthi senziwe ngesinkwa esingelamvubelo. Futhi basinika izoni, ababhema igwayi, amawule, izifebe, ingqeye kuphela, bele bizo labo ebhukwini. Lani maBaptisti lisibiza ngokuthi esivaliweyo isidlo. Manje lina maBaptisti liyabanga umsindo kancinyane. UNkulunkulu uzasusa uphondo lwenu. Lokho yikho kanye. Ngalisoze lenelise ukulukhalisa. Esivaliweyo isidlo liyazehlukanisa, likhangeleka ukuba lingcwele ukwedlula lokho eliyikho khona. Khumbulani leli lithabhanekeli leBaptisti yikho elikutholayo. Lenza enu inhlanganiso. Olinalithi kasisiyo inhlanganiso. Yebo liyiyo, impela liyiyo. Lithi siyibudlelwano. Yebo, kuloba ngubani obuya emnyango futhi afundise nje indlela elikukholwa ngayo, kulungile. Kodwa okunye alingeke limphozele phandle, kodwa liyakumkhupha phakathi kobuzalwane benu. Lokho yikho kanye. Oh, lile ndlela elikwenza ngayo, kanjalo uNkulunkulu ule ndlela yokwenza ngayo. Kodwa ibandla likaNkulunkulu lizaqhubeka lihamba. Insika yomlilo ayisoke ikumele lokho. Wonke amatafula agcwele amahlanzo. Manje lalelani, manje lokhu kuzalethusa umzuzu nje. Lalelani, ngizabala ilizwi. Kwakungubani lo umprofethi u-Isaya? Wonke amatafula agcwele amahlanzo, kanjalo akula lutho oluhlanzekileyo. Inja idla inja nje. Babuya ebandleni, abafazi baqume, bagele inwele zabo, bagqoke okabhudula, baphume phandle futhi babone amadoda esiza phansi esitaladeni, bequma utshani egumeni. Amankazana amancinyane afuna ukuzwa omunye umuntu echaya ukhwelo lwenja enduna kumbe olwempisi. Loba kuyini? Liyakwazi Oh, ucabanga ukuthi umuhle, akusikho na? Futhi lani madoda liyesha phansi esitaladeni lesigazo emlonyeni yenu. Futhi ungumdikoni kubhodi, ukhanyeleka njengenkabi ekutshwe impondo yaseTexas. Futhi ke ucabanga ukuthi ungumuntu, kunjalo sibili, akumangalisi wonke amatafula likhwele futhi lithathe isidlo. Futhi wenze sengathi ungomunye umuntu, futhi uqilibizele, lokuntshontsha lokuqamba amanga phakathi kweviki. Luyini uhlupho ngawe? Wonke amatafula agcwele amahlanzo. Oh, ngiyathatha isidlo senkosi, sibili siyakwenza ebandleni lethu. UJesu wathi uzasivusa ensukwini zokucina nxa sithatha isidlo senkosi. Kodwa lo odlayo futhi anathe ngokungafanelanga, udla futhi azinathele ukulahlwa, engadaluli umzimba wenkosi. Ngenxa yalokho, abanengi bayagula futhi babuthakathaka phakathi kwenu, labanengi bafile, amadala afileyo, amabandla apholileyo. Umoya kaNkulunkulu usuphumile kuwe, insika yomlilo kayisekho lapho futhi. Uyalandula ukusiliswa kwaphezulu, uyalandula uvuko. Oh, wena uthi oh wavuka kwabafileyo ngokwembali. Awu, uthi ningaye esiba ngofanayo lamuhla nxa wavuka kwabafileyo. Uthi oh, lokho kayisikho. Manje nankoke, ulovuko ngendlela okufuna ngayo, futhi uNkulunkulu ulakho ngendlela akufuna ngayo. Kodwa into yakho ikuthi, iBhayibheli lathi, lokho esikwaziyo liqiniso, ukuthi uza kuqinisa ilizwi, futhi lezi izinto engizenzayo lizakwenza okufanayo, futhi ngizakubalani kokuphela, kuze kube sekupheleni komhlaba, uJesu Kristu ofanayo, izolo lamuhla lanini nini, yikho lokho ilizwi elakutshoyo. Manje liyini iSabatha? Wonke amatafula agcwele amahlanzo, kakula oyedwa ohlanzekileyo. Ngubani azamfundisa ulwazi? Hathi ulwazi lomhlaba, ulwazi lukamoya. Ngubani azamfundisa ulwazi? Ngubani azamenza azwisise imfundiso? Oh, busisa uNkulunkulu, inhlanganiso yethu ayikukholwa lokhu, bangeke bavumelana nalokho. Akula ndaba lokho inhlanganiso yakho ekukholwayo. Kuyini ilizwi likaNkulunkulu elikutshoyo ngakho? Oh, awu, abelusi bethu uyazi, bafundile. Oh, sibili, impela, balemfundo engako, bachiya uNkulunkulu ngaphandle kwayo, ngeqiniso, ngoba ungabatshela ilizwi futhi bahambe ngalapho futhi bethi, awu, kangikukholwa nje ngaleyo ndlela. Oh, wena sitabane sento, wothi ngikutshele. Khangela lapha. Ngubani azamenza abekwazi imfundiso, labo abalunyulwe ebeleni, futhi labo abalunyulwe echagweni, futhi bakhutshwa emabeleni. Ngolunye usuku, umakhelwane wami wabuya wathi, Billy, umalusi othile lapha edolobheni, umuntu omncane omuhle kakhulu, owake wambona, wathi, unkosikazi lami sasihlezi sigqoke impahla zokulala, phose phakathi kobusuku. Futhi lo malusi omncinyane wagijimela phakathi futhi wanatha ikofi kanye lathi, futhi wagijimela kwenye indlu kamakhelwane, futhi waxhawulana izandla labo, babelo mdlalo wamakhasi omncinyane, futhi wahlala phansi futhi wadlala amakhasi labo. Wathi oh, wayengumfo omncinyane olobudlelwano kakhulu owake wambona. Wathi oh, siyamthanda, singeke simchiye loba sekutheni. Ngema lapho okwesikhatshana ngacabanga awu. Wathi oh, awucabangi ukuthi ibandla lonke lifuna umuntu onjengalona, ha? Angenelisanga ukukuphendula lokho. Wathi, kwenye indawo encinyane, wathi, babele ndawo encinyane enhle kakhulu. Lumtshumayeli lomkakhe, abantu abathandekayo, baphuma phandle futhi basebenza labantwana kangako baze baba lesikolo eseBhayibhili. Futhi wathi, babele abanengi kangako, bayigcwalisa nje into ngabantwana abancinyane. Wathi, minabo, engakhuluma zonke inhlobo zendaba ezincinyane kubantwana abancinyane. Ngathi lokho kuhle sibili. Ngabuyela emuva, ngabuya nje ngivela eCanada, ngacabanga, nangu mina ngilapha, mina bo, bantu, kuyini ngami, kangenzi lokho, ngaya ekugeziseni imota yami, ngacabanga, Nkulunkulu, sengisiba ngumuntu omdala, futhi nanku ngilapha, ngalwa, ngakhala, ngancenga, futhi loba yiphi into eniyitholayo ikuhlambazwa okukhulu. Loba yini yeka omunye umuntu akhulume ulutho olubi ngawe, oh umgiqiki ongcwele omdala enye into enjengalokho. Ngacabanga ngalokho, futhi ilizwi leza kimi lathi, lawo madoda aqondile nxa besenza lokho, kodwa angizange ngikubizele ukwenza lokho, ngakubizela ukuthi uthathe inkemba futhi ume lapho, njengoJoshua futhi ugolombe mfowethu, hathi ukudlala lesosayathi endala kumbe enye inhlanganiso yebandla, kodwa ukugolomba udeveli. Ana khona phambili, yenza okuqondileyo kuqonde futhi okubi kube kubi. Tshumayela ilizwi futhi ufumane ukuthi ngubani olokholo lokulikholwa. Lendlale phandle lapho. Ngaqala ukuphangisa kuleyo moto sonke isikhathi, ngigezisa ngathi, ngiyabonga Nkosi, ngiyabonga Nkosi. Ngezwa kuhle khonapho, kulungile Nkosi. Ngizalibambisisa ngiliqinise kancinyane, futhi ngifuna ukufa lalo esandleni sami. Ngubani engingamenza abekwazi imfundiso? Lalela, amatafula agcwele amahlanzo. Labo abalunyulwe echagweni futhi bakhutshwa emabeleni. Manje khangelani ngoba umthetho njengalokho phezu komthetho umthetho phezu komthetho umzila phezu komzila lapha okuncinyane lalapha ya okuncinyane ngoba ngendebe ezigagasayo futhi langezinye indimi ngiza kukhuluma kulabo bantu kulabo okwathiwa leli lisabatha lapho lina eliza kubangela abakhatheleyo ukuphumula nalokhu yikuvuselela kodwa kabathandanga ukuzwa ngoba ilizwi lenkosi labuya kibo omunye umuntu walitshumayela umthetho phezu komthetho phezu komthetho umzila phezu komzila phezu komzila lapha okuncinyane lalaphaya okuncinyane ukuze bahambe futhi bawenyovane futhi bephuke futhi bathiwe futhi bathunjwe kuyini ukuphumula kwabuya nini ukuphumula lapho abantu bakhuluma ngezinye indimi futhi baba lendebe ezigagasayo indebe ezigagasayo kabazange bakhulume lutho bagagasa kwenzakala nini lokho ngosuku lwephentekosti lapho umoya ongcwele weza lokho yikuphumula umoya ongcwele ujesu wathi wozani kimi lonke lina elikhatheleyo lelisindwayo futhi ngizalipha ukuphumula ngizalipha impilo impilo elaphakade zoyi impilo kankulunkulu uqobo unkulunkulu uzabuya phakathi kwakho futhi abe ingxenye yakho uzakupha ukuzalwa futhi akwenze indodana lendodakazi manje khangelani lokho kwakuyikuphumula kwesithathu akuphayo okokuqala unkulunkulu wakwemukela emsebenzini wakhe okwesibili u-israyeli wakwamukela emthethweni okwesithathu ibandla lakwamukela njengengxenye kankulunkulu ubuthathu yinombolo yempilo bangaki abakwaziyo lokho na sonke isikhathi ubona okuthathu yimpilo nanzelela lapho unkulunkulu edala umhlaba ngosuku lwesithathu kwakuyimpilo bangaki abakwaziyo lokho usuku lwesithathu kweza impilo ngosuku lwesithathu lokudala ubuthathu ubaba wayephezu kwabantu ensikeni yomlilo indodana yayingumuntu eyakhuluma labantu futhi yabenza balungiselela umoya ongcwele wawulinyathelo lesithathu okwakungumoya ongcwele unkulunkulu esebantwini impilo baba ndodana ukuphumula kukankulunkulu ukuphumula kuka-israyeli lokuphumula kwebandla ukugcina isabatha ngakho nxa ungakaze wemukele umoya ongcwele lakhathesi awukaze ungene ekuphumuleni kukankulunkulu awudingi ukuthi uthi o ngingeke ngifuna ukubhema kanyenelisanga nje ukukwenza ngingumkristu isibili kangifuni ukunatha kodwa ngingumkristu kanyenelisi nje kangifuni ukunatha kodwa kanti ngiyathanda ukukwenza nxa ukhanuka abafazi nxa usenza zonke lezi zinto ezingelabo unkulunkulu awukafiki kuleso sikhathi sokuphumula lakhathesi awukangeni ekuphumuleni kwakho futhi lapho ungena ekuphumuleni lokhu uyaphumula emisebenzini yakho yomhlaba njengalokho unkulunkulu akwenzayo kweyakhe ngani uyingxenye kankulunkulu uyaphumula okulaphakade nankoke lelo lisabatha wozani kimi lonke lina elikhatheleyo lamuhla ubuye wamisa usuku oluthile emva kwesikhathi eside kangaka kudavida lapho ulizwa ilizwi lakhe ungenzi lukhuni inhliziyo yakho ilizwi nje elilodwa kumbe amanye amabili lapha manje sizavala ngoba lo ongene ekuphumuleni kukakristu wozani kimi lonke elikhatheleyo lelisindwayo usuphumule emisebenzini yakho njengonkulunkulu wenza kweyakhe ngosuku lwesikhombisa eyakho ingabe yaba ngumnyaka wamathumi amathathu umnyaka wamathumi amane umnyaka wamathumi amahlanu loba kuyini okuyikho usuphumule emisebenzini yakho njengonkulunkulu wenza kweyakhe laphakade kawusafuni izinto zomhlaba umhlaba ufile kuwe manje indima 11 manje lilalelisise kasikhuthalele ukungena kulokho kuphumula hatshi lokhu kodwa lokhu funa kube lomuntu owela kulesi sibonelo esifanayo sokungakholwa kuyini insika yomlilo ilapha ingilosi yenkosi ikanye lathi uyenza zona izinto ezifanayo athi uzazenza futhi abantu bayaqhubeka ngalapho bathi oh awu ngithemba kulungile lokho kuhle sibili oh ngithemba kuhle nanzelela ukuthi kaweli esithiyweni esifanayo sokungakholwa wena kuthathe ngenhliziyo yakho yonke khangelani ngoba ilizwi likankulunkulu hatshi imfundiso yebandla ilizwi likankulunkulu liphilile lilamandla kakhulu libukhali kule nkemba esikanqazombili Lalelani, lihlaba kuze kwehlukaniswe umphefumulo, umoya, amalunga futhi lomkantsho. Njalo lalelani, njalo liyadalula imicabango futhi lezi zindlo zenhliziyo. Kwakuyini lokho? Umoya ongcwele ungabuya futhi uthi wenze into ethile ethile, futhi wenze lokhu, wenza lokho, unalolu hlobo lwesifo nalokho. Nxa ungalungisisa lokhu, uzakwenza lokho. Bona, lidalula imicabango. Futhi abantu bathi, kuyini lokho? Ngani? Kuyikufunda ingqondo. Ngani? Kuyisangoma esibhulayo. Bona lokho engikutshoyo. Umhlaba omubi, omdala ofebayo, ongamaziyo uNkulunkulu. Liphilile, umcabangi, lilamandla ukwedlula inkemba esikanqazombili, futhi lingumdaluli wemicabango, lezi zindlo zenhliziyo. Manje kuyini lokho okwazi izindlo zenhliziyo? UNkulunkulu. Wathi, awu, iBhayibheli lathi, ilizwi likaNkulunkulu, ilizwi likaNkulunkulu nguNkulunkulu. Ekuqaleni kwakukhona ilizwi lalilonkulunkulu njalo ilizwi lalingunkulunkulu. Futhi ilizwi lenziwa laba yinyama futhi lahlala phakathi kwethu. UNkulunkulu udalula imicabango, u-Abrahama wayelomhlane wakhe ufulathele. Futhi loNkulunkulu waba nomhlane wakhe ufulathele ithente, futhi uSara wahleka. Njalo uNkulunkulu wachibilika wathi, kuyini okwenze uSara ahleke? Umdaluli wemicabango yenhliziyo, ngifuna lokho kuthophele kancinyane. Khona-ke lapho lolo hlobo lwenkonzo luphakama, lolo uNkulunkulu aluthembisa ngosuku lokugcina, kuyini okwenzakalayo? Ukufunda ingqondo. Abazange babize inkosi ngokwakhe Belizebhabhu. Wathi, nxa bebize inkosi yendlu Belizebhabhu, pho kanganani abaya kubiza abafundi bakhe. Ngiyalithanda, kuyatshengisa ukuthi liyathakazelela okwaneleyo. Kalidingi ukuthi lize esakhiweni esilomoya ophephethiswayo ukuzwa ivangeli. Lilambile okweneleyo ukuza endaweni enjengaleyi. UNkulunkulu akazange asiyekele sisakha ulutho, kodwa lokhu sikuthanda ngalindlela. Idumba elincinyane nje elidala, kodwa yiyo indlela esilithanda ngayo. UNkulunkulu kahlali ebukhazikhazini, UNkulunkulu uhlala ekuthobekeni. Sikuthanda njengalokhu, siyathokoza ukubuya lani, liyathokoza njalo ukuhlala endaweni enjengaleyi, kungelandaba ukuthi kutshisa okunganani, ukuthi uginqa okunganani esudwini yakho entsha, isigqoko sakho esitsha. Lokho akwenzi ngitsho umehluko. Lilalele empilweni elaphakade, elizwini likaNkulunkulu, elazi imicabango yenhliziyo yenu, insika yomlilo eyale ngaphezu kwabantwana bako-Israyeli ilenge lapha lobu busuku. Ngingakugolomba! Kakula muntu ongamalapha ngaphansi kwamandla kamoya ongcwele ngaphandle uNkulunkulu nje amveze obala futhi amtshele lokho ayeyikho. Kunjalo, nanko-ke, kuyini? Kuyini? Ngumoya ofanayo owakhokhela abantwana bako-Israyeli ekuphumuleni kwabo, futhi bawa ngenxa yokungakholwa. Ungawi, leli lithuba lokugcina. Baba ndodana lomoya ongcwele, impilo yabuya ngalapho. Ukulungisiswa, Martin Luther, lokhu kusaseyisimo senkolo. Ukungcweliswa, Martin Luther, John Wesley, ubhaphathizo lukamoya ongcwele. Impilo, ukulungisiswa, ukukholwa, ukungcweliswa, ukuhlanzwa, umoya ongcwele, ukugcwalisa. Impilo, hathi ngesikhathi seLuthareni, babelakho ngesimo. Hathi ngesikhathi sikaWesley, babelakho ngesimo. Kodwa lesi yisikhathi lapho umoya ongcwele oza khona ngokwakhe. Futhi nxa ungakawemukeli wona, ukwenza njani? Ungakholwa izimangaliso na? Lokho kuthatha uNkulunkulu kuwe ukukholwa. Wenza njengoNkulunkulu, wazi njengoNkulunkulu, ucabanga njengoNkulunkulu. IBhayibheli lathi, lingabancane abancinyane oNkulunkulu. UJesu watsho njalo, ngoba uyingxenye kaNkulunkulu. Ngokufanayo nje nginguBranham omncinyane, futhi lani lingabancinyane loba ngubani onguye. Futhi ngenxa yokuthi abazali bakho bayilelo bizo, imvelo oyiyo kungenxa yokuthi abazali bakho bayileyo ndlela, ngoba wazalwa yibo. Futhi isizathu sokuthi ukholwa uNkulunkulu, lokukholwa izimangaliso, lezibonakaliso, lezimangaliso, ngoba lingamadodana lamadodakazi kaNkulunkulu, lamukela impilo. Impilo iza ngokwesithathu. Kulungile. Lapho uJesu esenyuka entabeni, yonke indawo ayehamba khona, wathatha uPetro, uJakobe loJohane, ofakazi abathathu. Okuthathu inombolo yempilo. Liyakubamba. Uthando. Intokozo. Ukuthula. Manje kasihambeni ngokuphangisa manje, ekugcineni kwesahluko ngokuphangisa, lapho sibala. Ngoba ilizwi likaNkulunkulu liphilile, lilamandla kakhulu, ukwedlula inkemba esikanhlangothi zombili, futhi lidalula noma izizindlo zenhliziyo. Futhi kakulalutho oludaliweyo, olungabonakaliyo, phambi kwakhe, kodwa zonke izinto zisobala emehlweni akhe esiloku zilanda kuye. Mfowethu, akulampukane engahlala phezu kwesigodo laphana engakwazi yena. Zonke izinto zisobala. Mfowethu, uyazi yonke into owake wayenza, wonke umcabango owake wawucabanga, yikho ayikho khona. Siyamkholwa yena njengalokho. Futhi lapho uNkulunkulu engena kithi futhi asibeke ebandleni, uyabeka izipho lezinto ebandleni ukusebenzisa ubuntu bakhe. Uba uNkulunkulu engulowo uNkulunkulu ongakhawuliyo, khona-ke uyasilisa abagulayo, engavusa abafileyo, engahlanza abalobulephero, enze iziphofu zibone, engapha imibono, angenza zonke inhlobo zezinto lezi esebenza ngebandla lakhe, ngoba kunguNkulunkulu kuwe. Nanto ibandla. Ibandla lelo liba libandla njani? Ngokulijoyina na? Hathi mnumzana. Ngokuqhawulana izandla na? Hathi mnumzana. Ngobhabhathizo lwamanzi na? Hathi mnumzana. Kungaba lilunga na? Hathi mnumzana. Ukuthola njani khona na? Ngoba ngomoya munye. Sibhabhathizwe sonke emzimbeni munye. Nankoke. AbaseRoma 8:1. Ngakho kathesi kakusekho ukulahlwa. Akula kulahlwa komhlaba, kabangeke balicale ngalutho. Akakusekho ukulahlwa kubo labo abakuKristu Jesu, labo abangahambi ngokwenyama kodwa ngokukamoya. Nanko-ke, yiyo indlela yokwahlulela isiKristu sakho, yiyo indlela yokwazi ngayo ukuthi ungenile kulokho kuphumula. Umhlaba kawusakukhathazi njalo futhi. Impela, liyawubona, sukani kuwo, lilokungcono okokucabanga. Nanko-ke, akula kulahlwa, yiyo indlela esingena ngayo emzimbeni. Futhi uvikelekile, lininini. IBhayibhili latsho njalo, khangelani ngapha kumaHebheru, isahluko 10 wathi, ngoba lapho okuleminikelo yezinkunzi lemihlatshelo ukukhunjulwa kwenziwa ngesono umnyaka ngomnyaka, kodwa lindoda ngomhlatshelo munye kalibusiswe ibizo lakhe elingcwele. Ngoba ngomhlatshelo munye usephelelisile kuze kube nininini. Haleluya! Hathi okwemvuselelo elandelayo, kodwa okwanininini. Izinto ezindala sezedlule futhi zonke izinto sezaba zintsha. Sihamba ekukhanyeni, ukukhanya okuhle, inyoni zihlabela okwahlukileyo. Ngihlezi lapha ngikhangele lesi sidakwa esincinyane, phose iminyaka emihlanu edluleyo, ngiyethemba, Rosela, umalulwane ohlanyiswa butshwala, ehamba phansi ezitaladeni zaseChicago, edakiwe, ezichilachila, ehamba phakathi kwalo lonke uhlobo lwesono olwalukhona, edakiwe futhi lakho konke ayengaba yikho. Futhi ngobunye obusuku, umoya ongcwele ophilileyo futhi olamandla, ukwedlula inkemba esikanqazombili, wathi, mfazi, uyisidakwa. Haleluya! Nxa lo engasuye uNkulunkulu ofanayo owayekhona emuva le owaziyo ukuthi uSara wahleka ngemuva kwakhe, kangazi ukuthi uyini. Phezulu kumbuthano kusiya komunye umfazi omncinyane wahamba futhi wathola, futhi walethwa phakathi lapho wathi, uthunjwe ukudakwa, ukuthi udalula njani imicabango yengqondo. Futhi abatshumayeli abakhulu kakhulu abayizikhulu behlezi lapho, abalobuvangeli bomhlaba wonke, lezandla zabo zigoqelwe emuva, begqoke amathisheti, becabanga ukuthi sasingabazi, njengokungathi bangahlala phansi komhlangano njengalokho, futhi uNkulunkulu engambuli ukuthi bangobani. Behlezi lapho bekhangeleka okwahlukileyo, sengathi babe ngomunye umuntu, umoya ongcwele wayekwazi ukuthi babe ngobani, futhi bahlala lapho, enhliziyweni zabo, becabanga ukuthi kwakuyikufunda ingqondo. Bengazi lutho ngoNkulunkulu ukwedlula umhotentoti engazi lutho ngobusuku beGibhithe. Kunjalo, bakwazi ngencwadi, kodwa hathi ngomoya, incwadi iyabulala, kodwa umoya upha ukuphila. Yikho lokho, yiwo umqondo, liphilile, lilamandla kakhulu ukwedlula inkemba esikanhlangothi zombili, umdaluli wemicabango yenhliziyo. Lalelani, khangelani, futhi kakula lutho oludaliweyo olungabonakaliyo phambi kwakhe, kodwa zonke izinto zembuliwe futhi zisobala emehlweni akhe, kuye lo esiloku zilanda kuye.
That we have a great high priest. Listen now to this.
Ngakho lokhu silomphristi ophakemeyo. Lalelani manje kwabagulayo. Lo odlulele emazulwini, uJesu indodana kaNkulunkulu, asibambelele kusivumo sethu. Vambelela, lokho akutsho nje ukuqhubeka ufakaza. Nga ungaphili impilo, kawuyibambelelanga, uphila into yokuzenzisa. Wena ungcono uphume futhi nje uthi uyisoni, futhi ukhohlwe ngakho. Ungavumi ukuba umKristu, uphile enye into, uyisikhubekiso esikhulu umhlaba owake wabalaso. Nga uyisoni, uvume, futhi qhubeka, lunga kuNkulunkulu. Nga ungumKristu, bambelela kusivumo sakho, hlala khonapho. Khangelani lokhu manje, nifuna ukungenisa lokhu phakathi nje singakahambi. Ngoba kasilaye umpristi omkhulu ongela kuzwelana lokuthakathaka bethu, kodwa owalingwa kukho konke njengathi, kodwa engela sono. Lalelani, ngakho kasisondeleni ngesibindi esihlalweni sobukhosi somusa, ukuze semukele isihawu sithole umusa losizo ngesikhathi sokuswela. Kalibusiswe ibizo likaNkulunkulu. Lalelani, Baptisti, Presbyterian, Lutheran, uzangibuza lumbuzo. U-Abrahama wakholwa uNkulunkulu futhi kwabelwa kuye ukuthi yikulunga. Ngiyazi, yikho lapho elihlala lisiya khona, kuliqiniso lokho. Kuyini okunye umuntu angakwenza kodwa ukukholwa uNkulunkulu? Kunjalo sibili, yikho kuphela angakwenza. Kodwa lapho uNkulunkulu enanzelela lolokholo, uyakupha umoya ongcwele. Manje kuyini engingakwenza mfowethu Branham? Ngiyamemeza na? Akudingakali. Ngiyakhuluma ngendimi na? Akudingakali. Ungamemeza futhi ukhulume ngendimi kokubili, futhi ube ulokhu uphila njengomyedeni, futhi ube ulokhu ukhanuka abafazi. Ungabe ulokhu ubhema lokunatha layo yonke into. Wabona abantu bekhuluma ngendimi futhi baphume phandle futhi badonse okunye okungcwelileyo kwemisebenzi elokugwelegwele engake ngayibona. Ngababona bememeza futhi bekhala inyembezi lokuzenzisa futhi bantshontshe loba yiphi into oyibambayo. Ngababona bephuma phandle futhi inkazana yonke ehamba isehla isitaladeni bachibilike. Aha, isibonakaliso esisodwa isihle sokuthi kawulakho. Kunjalo. Kodwa mfowethu, lapho usivile ekufeni wangena ekuphileni, zonke izinto lezo ziba ngezifileyo, futhi uyisidalwa esitsha kuKristu Jesu. Nga ungabona into embi, uyayikhulekela. Nkulunkulu, woba lesihawu. Futhi nga ubona inhlupheko, kulokuthi uhambe futhi usenza amahemuhemu, futhi uzama ukukwenza kube kubi ngamandla, uzazama ukuya kulowo muntu, futhi ukuqondise, futhi ukuthulise khona ngokuphangisa. Lo ngumoya kaNkulunkulu ukuwe. Nga ungenza iphutha, ulakho ukuthi uwenze. Nga ungenza iphutha, uyaliqondisa khona ngokuphangisa. Ungavumeli ilanga litshone ekuthukutheleni kwakho. Iyo indlela owazi ngayo ukuthi wedlule ekufeni wangena ekuphileni. Ulothando, ukuthula intokozo isineke ukulunga ukuthamba ukubekezela. Silomphristi omkhulu ohlezi ezulwini, olungisele ukunxusela phezu kwesivumo sethu. Kuyini? Kulapho uJesu ebuyela kulogozi, insika yomlilo, eyakhokhela abantwana bako-Israyeli. Ehlezi ebukhoneni bayo emikhulu, umthombo, umchilo wamakhosikazi wokukhanya owaphumayo, imoya eyisikhombisa epheleleyo, umoya opheleleyo wothando. Manje khangela, okokuqala luthando olupheleleyo, lolo luthando lukaNkulunkulu olumsulwa futhi olungaqhutshaniswanga. Okulandelayo, okungena phakathi lapho, luthando lwehliziyo, luthando olalo kumkakho labantwana bakho. Olulandelayo luyehla ngemuva kwalokho, luthando lwenkanuko. Olulandelayo luthando olungela kuNkulunkulu, futhi luyehla nje luqhubeka, luze lube ingcekeza. Luqhubeka nje luphambuka luphambuka, futhi yonke into eyalesiqalo yalesigcino, futhi konke lokho okuzasuswa khona manje, futhi kungabi lokukhunjulwa ngakho lakancinyane, futhi kubuyele khona kokupheleleyo ngolunye usuku. Futhi indlela kuphela, awungeke ume phansi lapha, ingxenye yendlela, futhi ubuye phezulu lapha. Kufanele ube uphakathi indlela yonke, uthemba ugxilile ngokupheleleyo ensindisweni uJesu Kristu akupha yona ngokukholwa. Kulomoya wokuthembeka ovela kuNkulunkulu, yiwo umthombo, umthombo kaNkulunkulu. Lokho yikuthembeka. Okulandelayo ngumuntu ongenza isenzo esihle kumakhelwane wakhe. Olandelayo ngumfo kumele umqaphele. Olandelayo ngumfo ulisela. Olandelayo ngumfo ngumbulali, umphanyi. Bona ukuthi kuphambukisa njani khona kusehla phansi. Kodwa zonke lezo zinto zikhuluma ngokuqotho. Yikho lokho engikuchoyo. Sonke isikhathi ubona umuntu lowo, ubona izithandani ezincinyane zihamba phansi esitaladeni, izithandwa. Mhlawumbe baleminyaka engamathuma esificaminombili ukudala. Kukhuluma kuphela ukuthi ezulwini, kulabatsha abathandanayo ababamelayo ezulwini. Nga leli thabanekeli lasemhlabeni lidilika, silelinye khonale nxa ubona owesilisa odlelezelayo ontshontshayo oqamba amanga kumbula nje ingxenye yakhe ilindele esihogweni imlindele indawo yakhe lapho aza kuhlukuluzwa ebukhoneni bukankulunkulu lezingilosi ezingcwele ngomlilo lesibabule uza kuhlukuluzwa khonale hatshi nininini angeke ahlukuluzwa nininini nininini akutsho konke okwezikhathi zonke ilaphakade yinininini ilaphakade yi ayilasiqalo kumbe isiphetho kodwa inininini liyibanga lesikhathi ibhayibhili lathi nininini la isihlanganiso nininini ujona wathi wayephakathi kwesizwe sensika bayitshiye nininini kulibanga lesikhathi kodwa khangela kule mpilo elaphakade eyodwa futhi lowo ngunkulunkulu futhi nxa uza kuhlukuluzwa nininini futhi ungasoze ufe kule mpilo elaphakade awungeke uhlukuluzwe nininini ungahlukuluzwa okweminyaka yamakhulu esigidi ebukhoneni bukankulunkulu lezingilosi ezingcwele ngomlilo lesibabule kanyikwazi ukuthi kumiswe isikhathi esinganani kodwa ekucineni kufanele kufike emaphethelweni ngoba kwakulesiqalo futhi unkulunkulu kuphela ule mpilo elaphakade lo ozwayo amazwi ami futhi akholwe kuye ongithumileyo akala mpilo enininini ule mpilo elaphakade leyo mpilo eyaqalayo kungelalutho ngalapha kodwa yonke indlela phezulu laphaya impilo elaphakade zoyi impilo kankulunkulu uqobo iyehla phansi futhi ihlale emuntwini futhi ungolaphakade lonkulunkulu futhi angeke afe yikho lokho ilizwi elakutshoyo ukucabange nje kukhona impilo ezimbili ezilaphakade na ubungeke ukuphendule lokho ungakuphendula na kule mpilo eyodwa elaphakade futhi impilo kankulunkulu lolu olunye uhlobo lwempilo loba luyini lulesiphetho kulo futhi loba yiphi into eyayilesiqalo ilesiphetho kodwa loba yini eyayingelasiqalo ayilasiphetho futhi unkulunkulu wathi uza kusipha impilo elaphakade engelasiqalo senziwa nje ingxenye yakhe futhi khona kanye impilo ephakathi kwethu ayilethwa ngalapha ngemvelo yomuntu imvelo isiphe umoya kodwa lowo moya wafa futhi silomoya kankulunkulu dumo kunkulunkulu unkulunkulu wayengumuntu na impela ngasenze umuntu ngomfanekiso wethu uqobo unkulunkulu wayeyini itheofani umzimba futhi lapho umuntu wenziwa kanjalo futhi wabekwa esivandeni kodwa kwakungela muntu wokulima umhlabathi phakathi kwemizwa khona-ke wadala umuntu ngothuli lomhlabathi empilweni yenyamazana futhi lowo muntu walima umhlabathi futhi umuntu wawa ngesiphambeko kuqondile futhi unkulunkulu itheofani wehla phansi futhi wenziwa waba yinyama futhi wahlala phakathi kwethu ukuhlenga umuntu ngakho-ke akusilutho owawungalwenza uyisoni kwasekuqaleni ubunjelwe ebubini uzalelwe esonweni weza emhlabeni ukhuluma amanga wazalwa lapha kulumhlaba ngesifiso sokuhlangana kukababa wakho lomama futhi uqonde nje ukuya esihogweni ngakho konke angilandaba lokuthi wenzani ungangaqambi imanga untshontshe ugcine umlayo wonke layo yonke enye into futhi uza kuya esihogweni njengenyoni imathini isiya ebhokisini layo kodwa indlela kuphela ongaphinda uphile njalo yikwamukela umoya ongcwele impilo kankulunkulu elaphakade kuyini okwakwenza lokho oyikho ekuqaleni lapho umoya ongcwele efukamela phezu komhlaba kwakungelalutho kodwa ukuqhuphuka kwentabamlilo iluba lephasika elincinyane laphakama unkulunkulu wathi lokho kukhangeleka kukuhle qhubeka nje ufukamela amaluba amila utshani bamila izihlahla zamila inyoni zaphapha ziphuma othulini inyamazana zeza umuntu weza manje kwenziwa njani na ngokufukamela kukamoya ongcwele uletha lezi zinto ndawonye ipotashi ikhalsiyamu esenza amaluba esenza inyamazana ekwenza futhi manje ulokhetho olukhululekileyo unkulunkulu uyakufukamela njalo futhi athi zwana ilizwi lami ungenzi ibe lukhuni inhliziyo yakho njengasensukwini zokuthukuthelisa nango esehla phansi etshumayela ilizwi ivangeli elathunyelwa kubo lalingelakholo kulo ngakho kalibasizanga lutho balizwa kodwa kabalikholwanga unkulunkulu wehla phansi wabatshengisa insika yomlilo wayitshengisa ngomprofethi wakhe izibonakaliso lezimangaliso wayekanye laye abazange balikholwe o bathanda ukubona izimangaliso bathanda ukuzwa umprofethi kodwa mayelana ngokulikholwa abazange impilo zabo zatshengisa ukuthi abazange manje wathi lingawi ngaleso sibonelo esifanayo sokungakholwa ngoba kulolu suku lokugcina ebandleni labezizwe uNkulunkulu ubonakala njalo isibonakaliso esifanayo isimanga esifanayo insika yomlilo efanayo iqinisiwe yafakazelwa masingenzile ukhuni inhliziyo zethu futhi siwele kuleso silingo emuva ngale sokungakholwa ngoba sizabola emhlabathini futhi lokho kuza kuba yikhona kuphela futhi lapho umoya ongcwele uqoqoda enhlizweni yakho ngemuva kwesikhathi eside kangaka lapho usizwa ilizwi lami ungenzile ukhuni inhliziyo yakho uthi mntanami leli liqiniso ungakhangeli isithunywa lalela umbiko ukholwe ungenzile ukhuni inhliziyo yakho njengasensukwini zokuthukuthelisa lapho esizwa ilizwi lakho ungenzile ukhuni inhliziyo yakho khona-ke uthi yebo nkosi ngiyakholwa khona-ke uyangena ekuphileni umoya ongcwele uyangena kuwe umoya wakho owakudala uyafa okwenza ukhanuke futhi uzonde lenzondo lobutha lenzondano lazo zonke izinto ziyafa futhi uba ngogcwele uthando intokozo ukuthula ukuphumula kungelandaba ukuthi umoya uvunguza njani kulungile ingwegwe yami ibambelele ngaphakathi kweveyili ukuso sonke isiphepho esiphakemeyo esilesiqhotho ingwegwe yami ibambelele ngaphakathi kweveyili ngoba kukristu idwala eliqinileyo ngiyama zonke ezinye indawo lichebechebe elitshonayo nanko-ke u-Eddie Peronet lapho ebhala leyo ngoma edumileyo zonke ezinye indawo zonke inhlanganiso zesonto zonke izivumokholo zonke imfundiso ziyachabalala uKristu uthi awu ngiyalazi iBhayibhili kawulampilo ngokwazi iBhayibhili ngiyayazi ikhathekazi yami kawulampilo ngokwazi ikhathekazi yakho awu ngingumKristu kawulampilo ngokuvuma isiKristu ulempilo ngokuba mazi ukuba mazi ulempilo khona-ke uyangena ekuphumuleni kwakhe uyaphumula emisebenzini yakho njengonkulunkulu wenza kweyakhe wenziwe indodana kankulunkulu umhlanganyeli kankulunkulu futhi nxalo moya ongcwele ungakukhombisa futhi lawe usabele kuwo uthi yebo nkosi kumbe uvukuthe Oh, wozani kimi lonke elikhatheleyo lelisindwayo ngizalipha ukuphumula futhi wena uthi ngimutsha ngile umalusi wami aka konke okumele ngikwenze bona awusoze ukufumane kodwa lapho usithi yebo nkosi yami ngiyalizwa ilizwi lakho kangiyenzi lukhuni inhliziyo yami kangilandaba nkosi kulilizwi lakho futhi ngiyakukholwa ngithathe jesu njengalokho engiyikho khona nje ngingelaso lesisodwa isicelo kodwa ukuthi igazi lakho lachithelwa mina futhi lapho ngiza kuthembisa ngiza kukholwa undlili kankulunkulu ngiyeza beka izandla zakho phezu kwekhanda lakhe elifayo uthi nkosi ngiyisoni futhi wabizela kimi konke ubaba angiphe khona kuza kuza kimi futhi ngiza kumvusa ensukwini zokucina yebo nkosi ngiyeza akangenzi lukhuni inhliziyo yami njengalokho abakwenzayo ekuthukutheliseni ngiyakholwa ngeqiniso khona-ke kuyini akwenzayo ukupha impilo yakhe zoyi impilo elaphakade futhi nxa unkulunkulu engasivusa othulini lomhlaba lapho esavela khona savela othulini na yonke into oyibonayo ivela othulini futhi nxa unkulunkulu engangenza lokho engiyikho lamuhla ngingelakukhetha ngoba nje isifiso sakhe kwakuyikungenza lokungipha ithuba lokukhangelana leCalvary futhi ngenze isinqumo sami futhi ngenza isinqumo sami futhi ngakholwa kuye kanganani ukuba uza kungivusa nxa wangenza lokho engiyikho ngingelakukhetha khona-ke ngathatha ukhetho futhi ngamngenisa lapho ebeka izandla zakhe ngokwakhe futhi wafunga ngokwakhe ukuthi uzangivusa ngosuku lokucina ngizaphumula ngiqinisekile nilokuphumula hatshi ngoba ngikhonza ngesonto hatshi ngoba ngikhonza ngesabatha lokho akulani lakho ngiyakhonza ngoba ngingene ekuthuleni kwakhe lokuphumula ukuthula ukuphumula uthando intokozo yeka iziphepho zivunguze ingwegwe yami ibambelele ulaso leso sehlakalo lobu busuku mngane wami ohlezi lapha kuleli thabanekeli elithisayo awuzange ubuye ukuzokuzwa mina hatshi uze ukuzokuzwa ilizwi lalela mngane wami manje nxa ungela lokho kuphumula ungakuthola khona manje awudingi ukuthi ubuye phezulu lapha ku-altare hlala khona lapho okhona uqiniseke futhi uthi kristu khuluma nje enhliziyweni yami ngiyazi kuyachisa ngimanzi tenje ngiginqile ngisesimweni esibi kodwa nkosi ngeqiniso ngingabe ngiginqa ngobuhlungu okwedlula lokhu kungakasi futhi udokotela enganyikinya ikhanda lakhe athi ngikuhlaselwa inhliziyo kasekho khona-ke bese kuthiwani kuyoba njani-ke lapho ibhuku elikhulu livulwa bese kuthiwani layizwa leyo ngoma kuyoba kanjani lapho labo abaphike umbiko bazacelwa ukuthi baphe isizathu kuyoba kanjani Cabanga commanding of which you delay or civili.
While we bow our heads. Think of it.
La posicotamisa candaletu. Wicabani.
When the one that's rejecting this message tonight gonna be asked to give a reason. What then? What then? What then? When the great book is open, what then? When the ones that's rejecting this message tonight, you're going to be asked to give a reason. What then? Heavenly Father, this is all.
Baba osezulwini, lokhu konke kusezandleni zakho manje. Nanto isabatha leqiniso lendlaliwe phambi kwabantu. Nansi indilosi kaNkulunkulu, okweminyaka yokugcina imilutshwana edluleyo, yakhalima emhlabeni wonke, abachothozayo layo yonke enye into elakho. Bazama ukukucala, kodwa isikhathi sonke, uyazitshengisa ngokwakho ukuba nguNkulunkulu. Umhlaba wesayensi, umhlaba webandla, ngabe beyiziphofu Nkosi, mhlawumbe kulomunye lapha lobu busuku, ongathanda ukwamukela ukubona kwabo. Uhamba futhi bengalingi uNkulunkulu njengasensukwini zokuthi kuthelisa bengazami ukumlinga ngokuba bahle ngesonto kumbe ukugcina usuku oluthile kumbe kusivumo kholo esithile kumbe ukuba ngowebandla elithile kodwa ungathanda ukuphuma phandle futhi usokwe ngenhliziyo futhi wamukele umoya ongcwele futhi bayamfuna ngokholo manje bayazama ukumamukela enhlizweni zabo bazama ukuthola umusa kuwe Nkosi. Oh, bangabe bakhuluma ngendimi, bangabe bahlaba umkhosi, balokhu besasele lolaka olufanayo oludala, balokhu besasele inzondo endala efanayo, balokhu behema-hema lokukhuluma, futhi besenza izinto okungafanelanga bazenze. Abakufuni lokho Nkosi, kuyoba kanjani, lapho lelo bhuku elikhulu livulwa elathi, abanje kabasoze bangene embusweni. Wobani ke ngabapheleleyo njengobaba wenu ezulwini ephelele. Loba yikuphi okusilelayo, akusoze kungene. Ngabe bethemba okupheleleyo na lobu busuku, kwabethelwayo. Ngakunye njalo, Nkosi, mabenze lo yebo munye olaphakade manje nje. Wothi Nkosi kungela madlabuzane, kodwa ngizwa nje enye into phansi enhlizweni yami. Leyo nto, iyangitshela, ngingakwenza khona manje ngomusa wakho. Futhi manje, ngiyakwamukela wena njengomsindisi wami oqondene lami. Ngiyalandula zonke izinto zomhlaba, futhi ngifuna ukungena ekuphumuleni kwakho. Futhi ngiyakholwa. Ngikwenza khona manje, ngiyakholwa umoya ongcwele ungiletha khona phakathi kuleyo ndawo. Lapho ikhanda lonke lisakhothanyisiwe, kukhona ongabe esizwa ngaleyo ndlela nje manje, phakamisa isandla sakho, umoya ongcwele usungiletha phakathi kwendawo, lapho engingasoze ngihema-heme khona njalo futhi. UNkulunkulu akubusise. Akangikwenza izinto, ulaka lwami soluphelile. Ngingaphila ngokuthula lentokozo lesineke kusukela khona manje. Ngiyakholwa uNkulunkulu ukhuluma kimi khona manje ukuthi ngingakwenza kusukela kuleli hola kusiya ngomusa wakhe. Ungaphakamisa izandla zakho, uNkulunkulu akubusise. UNkulunkulu akubusise, ikhosikazi elincinyane. Omunye futhi, manje ngiyakholwa. Lingamlingi, njengasesukwini lokuthi kutheliswa, ungacabangi ukuthi ngoba sihamba ebandleni ngesonto, kumbe sigcina isabatha, uPauli wathi, lina eligcina izinsuku, kumbe izinyanga, kumbe okunye okunjalo, ngiyalesabela. Umthetho ulethunzi lezinto ezinhle ezizayo, futhi kungesiwo umfanekiso oqotho wento, kawungeke wenze umkhonzi aphelele, kodwa uKristu, ukwenza uphelele, uphelele emehlweni kaNkulunkulu. Ususa isono sakho, asuse ukucalwa kuwe, akuphe uthando lwakhe lentokozo. Ungangena ekuphumuleni manje, omunye njalo abaphakamise isandla sabo, athi, ngikwenzile lokho, uNkulunkulu akubusise khosikazi elincane, lapha kwesenqele sami, uNkulunkulu akubusise, indodana kwesokudla sami, ukungena ekuphumuleni kwakhe, cabanga ngakho nje manje. Khuleka, njengoba ninje Nkosi, kungela sicelo esisodwa, angilunganga, kanyila lutho, engingakunika lona, kodwa nje impilo yami endala ekhatheleyo sibili, egcwele isono. Ungangamukela na? Hlanza, khulula, ngoba, ngathembisa ukuthi ngizakukholwa. Oh, ndili kankulukulu, nyeza, nyeza manje, nikola ukuthi manje, sengidlule ekufeni ngaye ekuphileni. Ngoba khona lapha esihlalweni sami, ngikwamukele njengomsindisi wami, futhi ngizwa ukuthula enhlizweni yami. Abahlanu baphakamise izandla zabo, kungaba lomunye ozwa ngaleyo ndlela, phakamisa izandla sakho nxa ungasomkristu, mamukele nje manje. Nxa uvuma ukuba umkristu, futhi ungazange ube yilolo hlobo, ulokhu usaseyisoni, akula ndaba lempilo leyo wena oyenzileyo, kumbe ukuthi uzama njani ukuzenza ngokwakho. Lokho okwenzayo kakwamukelwa. Yilokho akwenzayo, ukulunga kwakho akusoze kwamukelwe. Nxa uthiya ukubhema nje ngenxa yokuthi watsho, awu, kungcono ngithiye ukubhema, ngoba ngivuma isiKristu, uNkulunkulu akakwamukeli. Nxa uthiya ukukhanuka abafazi, ngenxa yokuthi nje wena uyazenza ngokwakho ukuthi ukwenze, uNkulunkulu kakwamukeli. Leyo yinto oyenzayo wena, leyo yimisebenzi, kungumusa okusindisayo. uNkulunkulu angabe ebuye kuwe futhi wathatha into yonke wayisusa kuwe, yinto elandelayo. Uthi ngajoyina ibandla, futhi ke bekumele ngithiye lezi izinto. uNkulunkulu kazange akwamukele lokho. Akula ongakunikela, uyemukela kuphela lokho uKristu akuphayo, ukupha impilo elaphakade, futhi ayisuse kuwe. Ungakwamukela khona na?
Come anchor your soul in the haven of rest and leave my land behind. I've anchored my soul.
Ukulungile, ungaphakamisa ikhanda lakho, umbiko usuphelile manje, kasikhonzeni nje manje. Wonke umuntu manje ekukhonzeni. Zikulule nje, vala amehlo akho, zwana lo moya ohlabusayo. Lokho yikukhonza, umbiko usuphelile, lokho yikukhonza. Bangaki abezwa kuhle sibili, phakamisa isandla sakho, lo ohlabusayo, umoya othobekileyo, lokho yikho. Konzani nje.